Masikhothamise amakhanda ethu manje ukuba sikhuleke. Baba wethu osezulwini, silokuthokoza kuwe lobu busuku ngezithembiso esilazo kulingoma. Siyabona nje umfana olesithuthwane kulokho kuhlukuluzeka, ubaba wakhe esiza ukuhlangana lawe futhi ecela nxa ungaba lesihawu. Futhi wathi, ngingakwenza nxa ukholwa. Zonke izinto ziyenzeka kulabo abakholwayo. Wathembisa ukuthi awusoze usilahle kumbe usichiye. Umbhalo uthi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Futhi nje ungothandayo lobu busuku ukusilisa imikhuhlane yethu njengalokhu owawuyikho leso sikhathi, ngoba ungofanayo. Futhi wathembisa elizwini lakho ukuthi izinto owazenzayo sizazenza lathi. Leso isithembiso sakho, futhi siyakwazi ukuthi siliqiniso. Ngakho makuthi zonke lezi izithembiso ezinkulu, Nkosi, zigcwaliseke ebantwaneni bakho lobu busuku, ukuthi munye lamunye angemukela lokho abakulandileyo. Futhi lapho inkonzo iza kuvala lintambama, futhi sihambe emakhaya ethu ahlukeneyo, masikhulume phakathi kwethu njengalabo ababuya bevela eMawusi lolo suku. Wawuhamba labo usuku lonke, futhi abazange babekwazi. Kodwa lobu busuku, lapho usiba labo bebodwa ekamelweni, wenza enye into njengaleyo owayenzayo ngaphambi kokubethelwa, into okungela omunye owake wayenza njengaleyo ndlela. Futhi bananzelela ngalokhu owakwenzayo ukuthi wawunguKristu ovukileyo, futhi bathi, inhliziyo zethu kazivuthanga yini ngaphakathi kwethu lapho ikhuluma lathi endleleni? Siyakhuleka ukuthi uzaphenduka kithi lobu busuku, Nkosi. Abantu laba abalutshwane nje, kodwa wathi, nxa ababili kumbe abathathu bebuthene elizweni lami, ngiza kuba phakathi kwabo. Leso isithembiso sakho, Nkosi, futhi siyasikholwa ukuba liqiniso. Silindele manje elizweni leNkosi uJesu ukuqiniswa kwelizwi lakho. Amen. Lingahlala phansi. Amen. Ukubonga kakube kubaba wethu osezulwini ngaleyo nkuthazo enkulu ukuthi kufanele kusenze sizwe njani inkonzo ingakaqalisi. Usiphe isithembiso ngomoya wesiprofetho ukuthi siza kumbona phakathi kwethu phakathi lapha. Manje kunjalo yini? Ngeqiniso kunjalo. Kuvela kuNkulunkulu. Into yonke evela kuNkulunkulu ihlezi iqondile. Libusiswe ibizo leNkosi. Ngilokubonga kakhulu ukuba ngiphila esikhathini lapho umoya kaNkulunkulu uphakathi kwabantu bakhe, ubizela, usehlukanisa ibandla ukulisa ekhaya. Okwensali ezasala emhlabeni lapho esiza, ukuthi yamukelwe phezulu emazulwini. Ngilokubonga kakhulu ngakho. Oh, leli lihola elikhulu. Ngiyathokoza kakhulu ukuba ngiphila lapha. Liyazi, uMose wayengabe ethandile ukuba ephile kulesi sikhathi. Bonke abapostoli babengabe bethandile ukuba baphila kulesi sikhathi. Futhi nanku silapha, siphila kulesi isikhathi. Futhi siphila ngaphansi kwamathuba ethu. Ukuthi uNkulunkulu ufuna ukubusisa njani abantu bakhe. Manje liyazi, siyatshelwa ukuthi usuku lapho inkosi isiza, kuza kuba sengathi akukhangelelwanga. futhi ibandla lizakuba liphola. Futhi ngisanda kuqeda nje ethabanekelini lami ngekhaya ngezikhathi zebandla eziyisikhombisa zokugcina. Futhi kuyaphuma kusethephini manje. Futhi ngathatha isikhathi sebandla ngasinye ubusuku ngabunye ngenza izikhathi zebandla eziyisikhombisa. Eziyisikhombisa zokugcina izinti zezibane lezithunywa eziyisikhombisa zezikhathi zebandla. Futhi mina kukho konke angisuye umtshumayeli kangako, kodwa konke lokho umzamo wonke engiwubeke enkosini empilweni yami yonke angikholwa ukuthi kwake kwasebenza njengalokho okwakuyikho. Ngoba masinya lapho ngisehla futhi ngingazi ukuthi ngidwebeni lezi izikhathi zebandla ebhodini, ngithengisa nje ukuthi ngumoya ongcwele onganani oweza esikhathini sebandla le-Efesu, khona-ke kusehla phansi kusiya kusimina lephegamosi letiyathira futhi kusiya kuphuma. Futhi nxa leyo ngilosi yenkosi lokho kukhanya kwabuya khona phakathi phambi kwabantu abangamakhulu amathathu, kwazihambisa khona emdulwini futhi kwadweba ngalokho kukhanya okuyisigombolozi ngendlela nje engadweba ngayo izikhathi zamabandla. Futhi kwatshengisa khona kanye ukujula okufanayo lento yonke lapho kusiya kusedlula, lapho abantu abangamakhulu amathathu beklabalala lokukhala futhi bekukhangele ohlangothini lomduli ngani kwamaphandle lapha. Futhi kwazitshengisela emdulwini futhi kwenza leyo nto efanayo. Futhi balakho kudwetshiwe manje lapho emfanekisweni futhi kumile ethabhanekeli umnumzana Agenbright umfowethu oligugu othandekayo usanda kusuka phezulu lapho futhi wahamba phezulu ukukhangela kikho lapho okwakukhona emdulwini. Siphila nje esikhathini esikhulu sibili, kodwa ngiyesaba ukuthi kasi kumele sizincwebe kancinyane futhi sinyikinye kancinyane ukufumana nje lapho esikhona. Ngihlezi ngisithi futhi ngenza lesi sitsho, ngithola inhlobo ezimbili zabantu lapho ngihamba emhlabeni, lapho ngamaphentekostali abokuqala labanye abezisekelo. Manje abantu abezisekelo bayazi isikhundla abakiso kuKristu ngesithembiso seBhayibheli, kodwa abemukelanga umoya ongcwele ukwazi ukuthi bangobani kumbe babe lukholo. Manje abantu bamaphentekosti bamukele umoya ongcwele, kodwa kabakwazi ukuthi bangobani. Bona ngakho kufana lomuntu olemali ebhanga futhi engakwazi ukubhala icheki, omunye engabhala icheki futhi engelamali ebhanga. Manje nxa ungathatha labo ababili ndawonye, nxa abantu bephentekosti bengahlaliseka ngokwabo njengoba ngichilo ubusuku bayizolo, ngiyakholwa ngeqiniso lokhu ngenhliziyo yami yonke, ibandla lephentekosti lalisesimweni esingcono ngangingasuye mtshumayeli kulezo nsuku. Futhi angicabangi ukuthi nganginguye, mhlawumbe ngangingekho emhlabeni kulezo nsuku, kodwa imihlangano emidala e-Azusa Street elikhuluma ngayo kangako futhi ngabala amabhuku ngayo. Ibandla lephentekosti lasekuqaleni iminyaka engamashumi amathathu kumbe amashumi amane emuva lalisesimweni esingcono sokubuya kwenkosi kulalokhu abayikho manje. Sibili, babengamakristu azithobileyo sibili, futhi bakuphila bakukholwa. Manje sizihlukanisile futhi silenhlanganiso zethu lenhlanganiso zamasonto ezime ngezigaba, futhi silabazukulu abangeniswe ngokuthathwa lokunjalo. Asila mzila omdala wamaphentekostali lawo ayivame ukufa kulokho ababeyikho, futhi baphuthe sibili ngonkulunkulu lolokholo oluqotho sibili, bacela nje unkulunkulu futhi babagcoba ngamafutha futhi baqhubeka futhi basiliswa. Lamuhla unkulunkulu engehla phansi futhi azitshengise ngesimanga khona phakathi kwabantu lakho konke, futhi uthi nje awu ngithemba lokho bekukuhle sibili. Ube le mfundiso eningi kakhulu, udinga ukukhanya okutsha, yikho lokho u-Eva ayekudinga lapho waba lamehlo akhe ekhutshwa. Bona buyela nje ebhayibhilini futhi uhlale lendlela endala, ungachiyi leyo ndlela endala yothando lokuqala futhi lento yokuqala eyabuya kuwe. Philani lomoya ongcwele, lingangeni ekuhlanhlatheni igama, hlalani lonkulunkulu khona elizwini lakhe. Futhi umoya ongcwele kawusoze ukwenze wenze into ephikisana laleli lizwi, uzahlala khona elizwini ngoba ilizwi ngunkulunkulu. Ubusuku bayizolo bengikhuluma ngesifundo sezinkangelelo, futhi lobu busuku bengizakhulekela abagulayo. Manje kungxenye ezayo elandelayo, kusasa ebusuku siqala sifuna ukuqalisa kuhlobo lombiko wokuvangela, mhlawumbe ukubuya kwenkosi uPawulu esilo, uPawulu kaNkulunkulu, inkulungwane ezingamakhulu lamashumi amane lane, abagadi abane bamabhiza bakasambulo. Ngani ngiyakholwa imibiko leyo yilokho okufanele sikuhambise ebantwini, ukubavusa, ukubanyikinya, ukubatshengisa ukuthi ngibone impumela enkulu ezikhathini zebandla eziyisikhombisa. Ngizahamba ngakulokho njalo nxa ngicabanga ukuthi kungasiza lapha ukuthi kanjani uNkulunkulu wakubusisa.
Manje
mangixwayise abantu njalo njalo. Ungakhangeleli ukunyikinya kokuthina kukaNkulunkulu ebandleni ukuba yinto yomhlaba wonke jikelele. Ngakuyi kuba njalo, usebandleni. Izinto ezinkulu eziza kwenzakala ngabantu phakathi kwengcosana encinyane. Yilo iqembu elincinyane uNkulunkulu alinyikinyayo ukulilungiselela lihambe. Bona sebehambile kungenani. Bona, anje lokho kusembhalweni leBhayibhelini. Kungasikude, umalusi wedolobho elikhulu elithile weza kimi futhi wathi, awu, sengisiba mdala, wathi, bengilapha okweminyaka engamashumi amabili lokunye futhi saba leminye imihlangano elamandla. YiChicago, nguMartinson Boz. Wathi, ngalangazelela mfowethu Branham futhi ngeza lapha futhi ngaba lesiprofethi esivela enkosini. Ngangingabuya lapha, ngangibona isandla esilamandla sikaNkulunkulu sinyikinya lindawo ngaphambi kwesikhathi sokuhamba. Ngathi, mfowethu Joseph ngokweqiniso, ngathi, uyisazi isayensi yenkolo esikhulu futhi indoda enkulu udokotela wezenkolo. Akula kuthandabuza ngalokho. Ngangingeke ngikuthinte kodwa ngathi kodwa mfowethu oligugu kulokudalula kukamoya okungenelanga. Yikho lapho ibandla elikweqa khona lamuhla. Yilokho kudalula kukamoya ukubona lokho uNkulunkulu akwenzayo futhi bakhangela ngangale phezu kwenye into lapha ethatha indawo khona lapha futhi kuza kuba sokwedlule ungakabi kwazi. Kazange atsho yini uJesu ngoJohane? Abafundi bathi, kungani ababhali besithi ukuthi u-Eliya kumele abuye kuqala? Wathi, sevele wabuya futhi abazange babemazi. Yikho, abazange babemazi u-Elija ukuthi wayengumprofethi. Sibili, kodwa ibandla nje, babengabe bengamphathanga, babengabe bengambizanga mpabanga, futhi baqhubeka kanjalo. Abazange babekwazi. Babengakwazi ukuthi uJohane wayengumprofethi kaNkulunkulu weqiniso sibili. Bacabanga ukuthi wayeyindoda ehlanyayo, phandle enkangala, ezama ukugalulisa abantu emanzini. Kodwa akazange ahambe emadolobheni lezinto, wahlala phandle enkangala, ongaqedakaliyo, ongajwayelekanga. Futhi bacabanga ukuthi wayedlulisa amalawulo, indlela ayigqoka ngayo. Kodwa ibandla elibiziweyo, elabizelwa ukubona lokho. Bananzelela ngokuphangisa ukuthi wayengumprofethi. Babengazi uJesu ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu kwaze kwathi esefile futhi wangcwatshwa futhi wavuka njalo. Abaningi babo kabakwazi khona lamanje lamuhla. Kuliqiniso, abazange babekwazi ba. Ibandla leKatolika kalizange lamukele uPatrick Ongcwele. Izikolo zakhe zonke zaziseNorthern Ireland. Waphikisa ubishopi beKatolika ukuthi manje bamenza ongcwele. Ngani, ibandla leKatolika latshisa uJohane wase-Arc ekhala esigodlweni ngoba bathi wayengumthakathi. Inkazana yayibona imibono, wayeyinceku kaNkulunkulu sokungaba iminyaka elikhulu eyalandelayo bakunanzelela emva kokuba esefile futhi esengcwatshiwe. Ngakho baphenduka bagebha yona imizimba yabapristi abambulalayo bayiphosela emfuleni. Abazange babekwazi kwaze kwedlula futhi uMoya oNgcwele unika ibandla ukubizwa kwalo kokucina manje futhi esenza khona kanye lokho iBhayibheli elakutshoyo ukuthi liza kwenza futhi abantu bePentecosti bayampumputha ngaphezu kwakho bekhangelele olunye ulutho. Oh, minabo, lingakwenzi lokho, ngiyacela. Lalelani, nga sikhangelele uKristu ukuthi abuye, liyakukholwa lokho? Awu, nga sikukholwa, asenzeni njengakho. Singakhangelela njani uKristu ukuthi abuye, futhi sifaka amadola ayizigidi eziyisithupha esakhiweni? Ukuthi uthola kanjani lezi izinto ezinkulu sibili? Likhuluma ngoKristu esiza. Ngani, mfowethu, kufanele sibe sithatha silungiselela ukuhlwithwa. Hathi okweminye iminyaka engamakhulu amahlanu okuhlala lapha emhlabeni, bona. Kulenye into ephambanisekileyo, akuhlangani njengenye indlela. Akulangqondo kimi, ngezithelo zabo, ungakukhuluma ngendebe zakho, kodwa ngenhliziyo yakho, bona. Wena uthi, oh yebo, ngiyakholwa uKristu uyeza, kodwa izenzo zakho zitshengisa okwahlukileyo. Aluba indoda itshele umkayo ukuthi iyamthanda, khona-ke, ibe isihambisana lomunye umfazi. Bona, izenzo zikhuluma kakhulu ukwedlula amazwi, kunjalo, kungelandaba lalokho esikutshoyo ngendebe zethu. Ukwenza kwethu kufakaza lokho sibili, okusenhlizweni yethu. Yikho lokho uJesu akutshoyo, bazenzisi. Ningakhuluma njani izinto ezinhle, ngoba ngokugcwala kwenhliziyo, uyakhuluma umlomo. Bona, futhi nxa, kungesikho, khona-ke. Ikuzenzisa. Ngakho, uyabona lapho uNkulunkulu asibeka khona, kuleso sikhathi sebandla, lela odikeya, elibuthukuthuku, elikhuluma ngendebe zakhe, kodwa inhliziyo yakhe ikhatshana. Oh uNkulunkulu, masibuyisele leyo nto emuva, ngasehleni phansi kuNkulunkulu, ngasehleni phansi embhalweni, futhi sifike phansi lapho, size sibuyisele sibili, iPentecost enhliziyweni yomuntu. Hatshi ukuthi ibuyele enhlanganisweni, kodwa ibuyele enhliziyweni zabantu ezinhlanganisweni. Bona, yikho okumele sikwenze. Ngakho uNkulunkulu azisize liviki ukukwenza. Ngiyakhuleka ngizila ngilindele kuNkulunkulu ngifuna ukwenza ingxenye yami lapho ngisaselapha eCalifornia. Wena yenza ingxenye yakho uma ungenise abantu phakathi. UNkulunkulu wenza izinto ezinkulu lamuhla ukwedlula ezake zazakala kusukela uJesu Kristu esemhlabeni. Unjalo futhi kweqa ngaphezu kwamakhanda abantu futhi bayeqa ukukubona. Iyo ingxenye embi. Aluba bebekwazile kuphela njengoJesu wathi wathi nxa belulwazile kuphela usuku lwenu, nxa belulwazile kuphela Jerusalema, Jerusalema, bengithanda kanganani ukukufukamela njengesikhukhukazi sisenza amatiyane aso. Kodwa kawuvumanga. Aluba wawazile kuphela usuku lwakho, ukuvakatshelwa kwakho. Iyo indlela okuyiyo lamuhla. Kuhlezi kunjalo, yikho okuyikho manje. Aluba sasazile usuku lokuvakatshelwa, kodwa ukuvakatshelwa kuyedlula futhi abantu bakhangele ngaphezu kwalapha okwenye into. Futhi into yokuqala uyazi, ukuvakatshelwa sokwedlule futhi nanko lapho. Kodwa njengoba wathi, akula muntu ongabuya kimi ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala. Wonke ubaba angiphe khona kuzakuza kimi. Amen. Oh, yikho lokho okusenza. Manje sithanda ukukhuluma ebantwini lapho esingabenza bazwe kuhle sibili. Kodwa into enkulu yokwenza nxa kulento ephambanisekileyo, asikhupheni lokho endleleni kuqala. Ngasingeniseni into phansi esisekelweni. Bona umfo wathi kimi kungasikude, umthumayeli owaziwayo kahle, omunye wabakhulu emhlabeni, wathi, "Mfowethu Branham, wenza iphutha elikhulu kakhulu." Ngathi, "Ungixolele mfowethu, ngitshela lapho elikhona." Wathi, "Uquma abantu kalukhuni sibili." Wathi, "Unjalo njengokuthi uhlezi ukhalimela abafazi ngendlela abagqoka ngayo. Futhi uhlezi utshaya lokhu lalokhu." Wathi, "Ungcono okuthiye lokho, uzawona inkonzo yakho." Ngathi, "Loba yisiphi isikhathi ilizwi likaNkulunkulu elona inkonzo yami, Nkulunkulu, uyiyone ngokuphangisa, ngoba ngifuna yoniwe." Lokho kunjalo, ngifuna ukupha into eqondileyo. Ilizwi likaNkulunkulu liyakufundisa lokho. Futhi ngithi, "Nkulunkulu siphe isibindi, lamadoda azamela iqiniso, kungenani lokubuyayo, kumbe okuhambayo." Yikho lokho esikudingayo. Ivangeli kayisilo lomuntu oyisitabane. Ivangeli ngelamadoda. Amadoda abizwe nguNkulunkulu. Awahluleli umuntu ngokuthi izandla zakhe zinkulu okunganani, lokuthi abanzi okunganani amahlombe akhe. Ngiyabezwa besithi, "Oh, akasuye muntu. Ngibone amadoda asinda amapawundi angamakhulu amabili, bengela lesisindo esisodwa sokuba yindoda kuye." Kunjalo, awulinganisi umuntu ngobukhulu bakhe, loba ibunyamazana, umlinganisa ngesimilo sakhe. Akukaze kube lomuntu olesimilo esikhulu kulo Jesu Kristu. Umzimba omkhulu, imbongolo ikhuluphele ukwedlula umuntu, ngakho ongeke kumbe indlovu. Ngakho wena lobo buyibunyamazana, kodwa umuntu akusibukhulu bomsipha alawo. Angimlinganisi ngalokho, kodwa ngokuthi zinganani izikhwama ezisemadolweni ebhulugwe lakhe, lapho abekade ekhuleka khona. Iyo indoda eza kulinganiswa isimilo. UJesu wayeyindoda encinyane, umfo omncinyane, mhlawumbe olamahlombe akhothemeyo, eleminyaka engamathumi amathathu ukudala, wakhangeleka elamathumi amahlanu, iBhayibhili latsho. Kodwa akukaze kube lomuntu emhlabeni onjengaye. Futhi akusoze kube khona. IBhayibhili lathi, kwakungela kubukeka kuye ukuthi simfise, lapho simbona safihla, njengoba kwakunjalo ubuso bethu kuye, lakho konke njengalokho. Kodwa lokho kwathokozisa uNkulunkulu, ukumtshaya, futhi watshaywa, utshayiwe, futhi uhlutshiwe, wathwala izimpambeko zethu, wachotshozwa ngenxa yobubi bethu, futhi ngamanxeba akhe, sasiliswa. Oh, kufanele kube kukhanga ebantwini sibili, kufanele kube njalo, kufanele kuyaluze inhliziyo. Kodwa uyazi luyini uhlupho, sisuse umhlangano womkhuleko wangolwesithathu ebusuku, futhi safaka uhlelo lwethelevishini, lolo oluhlalisa abantu bonke bethokozisiwe, futhi lapho inhliziyo ekhona, kulapho impahla eziligugu ezikhona, kulapho inhliziyo ekhona njalo. Futhi lokho okwenza abantu bafune ukuya ezintweni zomhlaba. Awu, uyazi isizathu usenza lokho, yikuba isizathu abantu besenza lokho. Kuyini okwenza umuntu afune ukudakwa? Kuyini okwenza abantu bafune ukwenza ngendlela abenza ngayo? Umhlaba. Kuyini umuntu angakuhlalela ngekhaya ngolwesithathu ebusuku, emhlanganweni womkhuleko, ukubukela uhlelo lwethelevishini oluthile? Kuyini abakwenzela khona? Kungenxa yokuthi kulento phakathi kwabo, befisa ukusuthisa ukuthuthiswa bafuna kule ndawo encinyane enhlizweni yendoda kumbe umfazi uthi uNkulunkulu wazenzela leyo ndawo ungazama kanjani ukuthatha izinto zomhlaba futhi uzibeke phakathi lapho lapho uNkulunkulu azenzele ukuhlala lapho uNkulunkulu injabulo yethu uNkulunkulu intokozo yethu uNkulunkulu yikusuthiseka kwethu yikho lapho okungokwakhona phakathi lapha kumela uNkulunkulu angele futhi ke ezinye izinto zifile kangako awula ndaba lalutho mayelana ngazo futhi oh abantu ngabenkolo sibili bahlezi benjalo njengoba ngachumayela ngobunye ubusuku khonale imvuselelo ihlezi iletha amaphahla njengo-Isawu loJakobe amadodana omhlaba lendoda efisa ubuzibulo bona uhlezi kukhona yonke imvuselelo iletha lokho lolo suku lokugcina imvuselelo yenze into efanayo kuliqiniso ngakho asimeni ohlangothini lukaJakobe lo oya kudla ilifa lo oya elizweni lesithembiso futhi asingeke sisuthiseke nje ngokuhamba ebandleni lokufaka ibizo lethu ebhukwini nxa singakwenza kulento engalunganga asiqhubekeni sikhwela phezulu laphezulu size sifike kulelo lizwe lesithembiso ngithumayela ngolinye usuku emhlanganweni omkhulu wamadoda esikristu angosomabhizimusi ePhoenix Arizona lapho endlini yokugidela ngathi u-Israyeli kukancane wayengacabanga lapho bememeza njalo bedansa emoyeni futhi uMiriam leTamborini emva sebechaphe ulwandle lokufa futhi babona abancindezeli befile ngemuva kwabo kukancinyane bacabanga ukuthi babekude okweminyaka engamachumi amane lelizwe lesithembiso babengela kukukholwa lokho babengaba lensuku ezine yokufika kodwa kwakumele babele uyazi kwakumele benyukele ku-Exodus 19 futhi benze iphutha labo elikhulu abake balenza kwakumele benyuke futhi bathathe umthetho ukuze baphikisane futhi bahlele futhi bazibuthanise ndawonye umusa wabanike umprofeti umusa wabanike iwulu umusa wabanike lezo zimangaliso umusa wabanike yona imvuselelo enkulu kakhulu abake babalayo umusa wawunike zonke izinto lezi futhi kanti bafisa umthetho yikho kanye lapho obaba bethu abama khona ePentecosti khose iminyaka engamachumi amane edluleyo umusa wawunikile babengqondonye bonke wonke iPentecosti yayiyiPentecosti kodwa babengela kusuthiseka lokho benza okubahlelela uhlobo oluthiwa Assemblies of God hathi benza okokubatholela olunye iChurch of God iFoursquare iOneness iTwoness iThreeness iFourness futhi belihlezi khona lapho okweminyaka engamachumi amane uNkulunkulu woba lesihawu sifuna i awu bahlala khona lapho kwaze kwathi bonke abantu ababe lohlobo olunjalo lwengqondo bafa khona-ke ngolunye usuku uJoshua wavuka wabeka ingalo zakhe kubo bonke futhi uNkulunkulu wathi libe kulintaba okwesikhathi eside manje asiyeni enyakatho sizachapha sithathe isithembiso uNkulunkulu engathatha amabhaptisti kumbe amamethodisti kumbe loba yini akufunayo kodwa umunye umuntu uyaphetheya kunjalo futhi ingqezi lenhlobo yemibono yethu futhi sihlale ngalapho ukuthi thina si oh lizahlala khona lapho lokho yikho kanye oh masiphakame kasiphumeni kukho minabo zinyikinyeni futhi linanzelele ukuthi uNkulunkulu lokho enguNkulunkulu unguye kufanele ahlale enjalo nxa wayenguNkulunkulu lokho enguNkulunkulu akaguqukeli ezindleleni zethu kufanele thina siguqule indlela zethu ezindleleni zakhe oh bengingafuni ngitsho ukukhuluma lokho nje ngizabala umbhalo manje kulungile uJohane ongcwele 12:20 izakubala nje indima lapha futhi kwakukhona amagriki phakathi kwalabo ababenyukele emkhosini ukukhonza wona-ke eza kufilipu wasebhethisayida yasegalili bemcela yena besithi ngomnumzana sithanda ukubona uJesu manje vulani kumaHebheru 13:8 uJesu Kristu unguye izolo lamuhla lanini nini bangaki abakukholwayo lokho ngokuqiniseka ngenhliziyo yakho yonke manje kusasa ebusuku siza kuya ezinkonzweni zokuvangela lobu busuku siza kuya sikunikela usiliso lwaphezulu manje kulento eyodwa ukukhuluma noma ngani futhi-ke kulenye into eyokwenza lokho esikhulume ngakho kube liqiniso futhi konke kuyilizwi likaNkulunkulu futhi into kuphela elikufunayo lukholo ukwenza loba yisiphi isithembiso saphezulu senzakale kunjalo nxa uNkulunkulu wenza isithembiso khona-ke uNkulunkulu ubotshelwe esithembisweni sakhe manje ngifuna nje linginike isikhathi senu ezingehlukaniswanga okwemizuzu emilutshwana nxa lingangipha imizuzu engaba ngamajumi amathathu futhi-ke siza kubiza umzila womkhuleko futhi okwemizuzu emilutshwana singahamba ngekhaya manje into yokuqala yikuthi liyakholwa ukuthi uJesu Kristu unguye izolo lamuhla lanini nini liyakukholwa lokho ngokuqinisekileyo ngabe isimiso esifanayo amandla afanayo amandla afanayo ake wabalawo isihawu esifanayo nga wayelapha lokho ayikho lamuhla ngabe engenza njengalokho akwenzayo ngesikhathi esaselapha ngaphambili ukumbe licabanga ukuthi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili usehlakaniphe kancinyane ukukhalipha kancinyane uyazi ukwenza ibandla lahluke futhi kungazathi angaxolisa kulokho akwenzayo ebandleni lepentekosti kuqala khona uyazenzela nje ibandla lepentekostali elahlukileyo okwesikhathi sokugcina kungaba ngumqondo wakhe lona hathi nxa wayengofanayo wayeza kuba le miqondo efanayo futhi wayengunkulunkulu ngakho angeke aguquke unkulunkulu wayekukristu ebuyisana lomhlaba kuye ngakho uza kuba le miqondo efanayo lezimiso ezifanayo amandla afanayo lebandla elifanayo ungofanayo izolo lamuhlala nini nini manje ngolunye usuku kwakulabantu ababengakaze bambone badiyazela emhlanganweni kumbe ukwenyuka ukukhonza ePentekosti babezwe ngaye ngakho beza kwenye yenceku zakhe futhi bathi mnumzana sithanda ukubona uJesu futhi ngokubuza inceku inceku yabalethela uJesu manje nxa engofanayo izolo lamuhlala nini nini futhi uphakamisele phezulu izandla zakho ukuthi ungathanda ukumbona khona-ke kungani singamboni yiwo umbuzo asingeke simbone na nxa engofanayo khona-ke kungani singamboni uphakamise isandla sakho njengalawo magriki ungathanda ukumbona ngiyaphakamisa isandla sami ngithanda ukumbona futhi wathembisa ukuthi uza kuba lathi futhi akasoze asichiye ngilani kokuphela kuze kube sekugcineni kokubhujiswa uhlezi elapha ofanayo izolo lamuhlala nini nini khona-ke yini uhlupho kungani singamboni manje nxa engabuya phakathi kwethu lobu busuku manje nxa ungowemzini ungangakuzwisisi lokhu kodwa ngifuna ukuthi udonsele izimbozo zemaceleni phansi futhi uhlale uthule okomhlangano wonke futhi ulalelisise kulawa mazwi izithembiso engiza kulibalela zona ezilotshwe phakathi lapha ephepheni leli ezivela ebhayibhilini futhi ngifuna ukulibalela ezinye izithembiso futhi sifumane loba ulokhu ephila kumbe hatshi ukubona uba inkolo yethu yesikristu iyinkolo yeqiniso futhi nxa ukucabanga kwethu kwesipentekosti ngakho kuliqiniso kumbe loba kuphambukile loba ngiyakholwa kuwo manje loba lasemaphutheni ayo wonke ngilokhu ngiyikhetha ukuba libandla manje hathi ngenxa yokuthi bangamapentekosti ipentekosti kayisiyo nhlanganiso manje lina mabaptisti lamamethodisti likukhumbule lokho makatolika lamapresbyterian alingeke lihlele unkulunkulu awungeke uhlele unkulunkulu ipentekosti isehlakalo amamethodisti baptisti presbyterian katolika labo bonke abasemukelayo manje ngihlezi ngisithi nxa umuntu engumkatolika futhi ethembele ebandleni lekatolika ukusindiswa ulahlekile futhi nxa engumbaptisti futhi ethembele ebandleni lebaptisti ukusindiswa ulahlekile nxa engumpentekosti futhi ethembele ebandleni lepentekosti ukusindiswa ulahlekile kodwa nxa engumkatolika futhi ethembele kujesu kristu usindisiwe ngokholo ukholo lwakhe uqobo nxa engumbaptisti kumbe umpentekosti futhi ekhangele kujesu kristu ukusindiswa ngoba kungokholo usindisiwe lalokho ngomusa kankulunkulu uqondile lokho ukholo olungolwakho kujesu kristu yilokho okukusindisayo manje nxa leli kulibhuku lakhe ngaba lengxoxiswano kungasikude lompristi wekatolika weza endlini yami ukubuza ngokuthi ngabe ngabhabhathiza inkazana ethile leyo lapho esaseyingane kumbe inkazana encinyane eyayile minyaka phose elithumi lanhlanu ubudala wachada kakutsha futhi wachada kakutsha nomkatolika futhi wayemele ambhabhathize kakutsha ubhishophi wangibuza imibuzo futhi wangibuza nxa ngangimbhabhathizile futhi ngamtshela ubhabhathizo lwesikristu ngokucwilisa futhi wathi ibandla lekatolika lalivame ukukwenza lokho ngathi nini ngakho wabuyela emuva futhi wathi ensukwini zebhayibhili ngathi khona-ke uyatsho ukuthi ibhayibhili ibandla lekatolika labhala ibhayibhili wathi ujesu kristu wahlela ibandla lekatolika futhi wabeka upetro inhloko yalo labapostoli abalitshumi lambili futhi lelo kwakulibandla lekatolika lakuqala ngathi khona-ke nxa lingehluleki futhi lingaguquki kungani kwaba lezinguquko eziningi kangako ezenzakeleyo kungani ilabafazi abazinkulungwane ezilitshumi phandle lapha eli khuleka kibo abantu abafileyo futhi kulomlamuli oyedwa kuphela lacho iBhayibheli phakathi kukaNkulunkulu lomuntu futhi leyo yindoda uKristu Jesu akula oMaria kumbe enye into bona ngathi ngani wathi awu uyabona umnumzana Branham kasifanelanga ukuba siphikise ilizwi ngathi angiphikisani lelizwi ngiyakubuza nje ngathi ngila amaBhabhiloni amabili kaIsilopu ngilezi mbali zasendulo engingazithola nansi obaba beNaisini iKhansili yeNaisini iPrikhansili yeNaisini lakho konke khona lapha endaweni yami yokutatishela ngitshengisa loba ngapi okwakulebandla leKatolika kuze kube ku-305 ngitshengisa lapho elalikhona yena wathi ucaphuna imbali ngathi ngikwazi njani ukuthi kwakulo George Washington lapha kuphela ngembali ngitshengise enye into eyahlukileyo bona futhi ngathi lokho yikho kanye uNkulunkulu kakaze ahlele ibandla futhi akukaze kube licebo likaNkulunkulu ukukwenza umama wamabandla ezinhlanganiso iKatolika futhi amanye wonke avela kulezo zinhlanganiso ezifanayo ngokutsho kukaSambulo 17 lokho yikho kanye bebulala ubudlelwano sonke simunye iPentecost ngeyamaMethodist Baptist Katolika Presbyterian loba ngubani ofunayo makabuye anathe emithonjeni yamanzi okuphila ngesihle kunjalo manje nga uJesu engu manje kangikhulumi ngilwisana lezinhlanganiso kodwa lapho udweba uthango oluncinyane ugombolozele njengento encinyane engayibonayo kwesinye isikhathi inkawu encinyane ihlezi phezulu esihlahleni futhi wathi yakhangela phezulu kwezinye inkawu ezincinyane yathi uyakwazi bayasitshela ukuthi besitshela kumbe bathi phansi ngale ukuthi bavela kithi wathi waye ngela kukukholwa lokho. Wathi ngangingafaka uthango phezulu esihlahleni sami lapha ukuze omunye wami wamamongu angenelisi ukuzothatha futhi athathe ikokonati lapho elifuna. Ingatsho yini ukuthi yimi ngedwa inkawu ekhona ezihlahleni. Awu wathi nxa kufanele khonake usendo lwenkawu luyile. Lokho awu lokho kuphose kuqonde njalo yebo lapho sizama ukufakela okunye uthango uNkulunkulu ngakufakela uthango uyephulela phansi uthango adilizele phansi umduli waphakathi wokwehlukanisa futhi sonke simunye kuKristu Jesu umoya ongcwele ungowethu sonke ukuthi sonke singabona inkazimulo kaNkulunkulu kuyo yonke imihlangano yami angikaze ngimbone esithi awu lumfongo umpresbyterian ngakho angeke asile futhi lo ngumbaptisti ngakho angeke asile akasilisi bantu ngaleyo ndlela uphezu kokholo lwabo futhi hathi inhlanganiso yesonto yabo kunjalo manje nxa engofanayo izolo lamuhlala nini nini ibandla leKatolika lingathi sibili sikholwa lokho ebandleni lethu amabaptisti ayengathi sikholwa lokho ebandleni lethu amaKatolika athi siyakukholwa kulelo bandla manje nxa ngingasekela inkulumo phezu kwamabaptisti ibandla engivela kilo nxa ngangiza kusekela phezu kwePentecosti kumbe nxa ngangiza kusekela phezu kwaloba yiphi inhlanganiso yePentecosti ngingaba ngcono ngiyime nje lami yikho kuphela kodwa kulento eyodwa kuphela yokwenza kumele kube lento eqondileyo lento embi yilo kanye iqiniso ngawungeke uthole okubi lokuqondileyo ngasikhathi sinye siledola lesiphamazo ngoba lenziwa kusuka kudola leqiniso manje kuyini umahluko singaba kwazi njani khonake ibandla leKatolika lithi sinhlanganiso endala kakhulu iPentecost yathi ngani saqalisa emuva le kungakabi lenhlanganiso kulungile siza kuhamba nje kukho konke lokhu amaBaptist athi saqala kuJohane wayengumbaptist wokuqala loJesu engakabuyi enkundleni awu lalingaba nenhlobo yonke yokuphikisana kodwa kasikwehliseni phansi futhi sifumanise manje aluba singahamba phansi edolobheni ukuyadinga uJesu ukuthi kungofanayo sasizabona indoda isiza ile rogwe njengaleyo aye yigqoka futhi lulu umcabango wakho wengqondo ukuthi wayelenwele ezinde ngasilambali yalokho ukuthi wake waba lenwele ezinde kasikwazi kodwa sithi ukuthi sabona indoda eyayikhangeleka njengomfanekiso womdweki owadweba uJesu futhi wayelamanxeba ezandleni zakhe amanxeba enyaweni zakhe futhi amanxeba ameva lokunjalo futhi wakhangeleka njengokuthi mhlawumbe umfanekiso kaHoffman ngaye wawulikhanda lamathumi amathathu lantathu kumbe mhlawumbe omunye njengophefumulelweyo kumbe omunye umfanekiso lo wayeza kube lokhu engayisuye uJesu ngoba ngizalitshela ukuthi kungani ngoba akula muntu ozabona uJesu emhlabeni emzimbeni wenyama kuze kuthi kuqala aye enkazimulweni ngoba sizahlwithwa uhlangana laye emoyeni kulungile owathi ensukwini zokugcina kuzakuba khona uKristu bamanga lapho konke kusithi khangelani usenkangala endlini yensitha lingakukholwa Kodwa kulapha esimweni sikamoya ongcwele futhi umoya owakuKristu uzakwenza izinto ezifanayo azenzayo ngoba impilo efanayo. Nxa ungafaka impilo eyo eyomvini emvinini womphukamba izathela amavini. Nxa ungafaka impilo yesihlahla sompintshisi kwesomsikhamo sizathela amampintshisi. Bona khona kanye ngoba kuyimpilo ephakathi kwakho iyathela futhi impilo esebandleni likaJesu Kristu izathwala imisebenzi lamanxeba kaJesu Kristu futhi ibandla ngumuntu ngamunye. UNkulunkulu usebenza lo-Israyeli njengesizwe kodwa abezizwe njengomuntu ngamunye. Manje liyakubamba, liyakwenza. Bona, umuntu ngamunye. Isizwe siza sindiswa lapho Israyeli esiza. Siza kuzalwa ngobusuku obubodwa lapho Israyeli ezakuza kuNkulunkulu ngasikhathi sinye. Kodwa ke lapho abezizwe umuntu ngamunye, abantu abathethe kwabezizwe ngenxa yebizo lakhe, esenza umlobokazi wakhe. Manje kuyini esingakwenzaki lobu busuku? Nxa sasifuna ukufumana ukuthi libandla likabani akilo. Nxa bengifuna ukubona nxa esebandleni lePentecosti, nxa bengifuna ukubona usebandleni leBaptist, kumbe ibandla leKatolika, inhlanganiso endala kulazo zonke, kumbe yipi enganiza amaLutheran, alandela amaKatolika, futhi kuWesley uyalandela, futhi kusiya kusehla njengalokho. Nxa ngingahamba ngiwakhangele wona amabandla, kuyini engangingakudinga? Umuntu ongafana nalaye, hathi kungaba lamadoda amaningi akhangeleka njengaye, khona kanye nje. Kuyini engangingakudinga? Khona-ke ngangingadinga indoda eyayile mpilo phakathi kwayo. Ngangingadinga ibandla elalilomoya phakathi kwabo njengomoya wakhe. Bona, ngangingakhangela ukubona imisebenzi yakhe. Wathi, lo okholwa kimi, Johane ongcwele 14:12, lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza. Kunjalo na, khona-ke thina wathi, lo okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza. Manje uyathola ekutolikweni lapho kwathi, emikhulu kulaleyi uzayenza. Kodwa ngempela, ukutolikelwa okuqondileyo kikho yikuthi, ngile emphatic diaglot, futhi ithi, lo okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza. Leminengi kulale uzayenza, hathi emikhulu, ngoba babengeke benze emikhulu, wavusa abafileyo, wasilisa abagulayo, wamisa imvelo. Akula lutho olwalungaba lukhulu kodwa hathi ngekwalithi kodwa ngobunengi wayengaba mkhulu. Ngoba khona-ke yena uNkulunkulu wayesendodeni eyodwa uKristu Jesu kuye kwahlala ukugcwala konke kobuNkulunkulu ngokomzimba. Manje lapho leyo nsika yomlilo isehla phansi ePentecosti iyananzelela indimi zomlilo zahlala phezu komunye lamunye wabo. Bengakaqalisi ukukhuluma ngendimi, kwakule ndimi zomlilo, lo kwakunguNkulunkulu ezehlukanisa ensikeni yomlilo elungeni ngalinye lebandla lakhe. UNkulunkulu ezehlukanisa ukuze abe ndawo yonke ejikelele yonke indawo endaweni zonke ngasikhathi sinye. Khona manje imihlangano yokusilisa yenzakala eAfrika, izikhuge ziyahamba, iziphofu zibona, yonke indawo emhlabeni, ibandla lomhlaba wonke ejikelele lenkosi uJesu Kristu emuntwini ngamunye, amadoda aphila futhi emkhonza uNkulunkulu wazehlukanisa futhi wazibeka phakathi. Ngalolo suku liza kuba kwazi ukuthi ngikubaba lobaba ukini, mina ngikini, lani likini. Bona, ngiza kuba okwesikhatshana futhi lomhlaba, ikosmosi lapho, uhlelo lomhlaba, awusayi kungibona futhi. Kukanti lina, ibandla, liza ngibona, ngoba ungi, uyisabizwana somuntu, ngiza kuba lani, ngibe kini, kuze kube sekupheleni komhlaba. Kunjalo ngiza kuba lani. Bona, ibandla lomhlaba wonke jikelele lenkosi uJesu Kristu, ngiza kuba lani, imisebenzi engiyenzayo, lizayenza lani. Manje, kasicabangeni nje okomzuzu manje lokho akwenzayo leso sikhathi. Asiboneni lihlobo bani lwemisebenzi alwenzayo lokuthi wazenza kanjani ukuthi azwakale. Manje sithatha okomzekeliso, wayebizwa ngokuthi uMesiya, futhi uMesiya kutsho lo ogcotshiweyo uKristu. Wayethenjisiwe kusukela esivandeni sase-Ideni emuva kuGenesisi. Manje siyabuyela nje emuva futhi sifumane. Manje siyabala lobu busuku uJohane ongcwele 12. Asibuyeleni emuva kuJohane ongcwele 1. Futhi-ke sizafumana lokho ayeyikho, futhi nxa singafumana lokho ayeyikho lokuthi waye ngowebandla liphi, inhlanganiso bani ayesiya kiyo, khona-ke nxa kuyinhlanganiso yethu singasuthiseka ngayo. Futhi sizafumana lokho ayeyikho, lalokho ayeyikho leso sikhathi, lalokho akwenzayo leso sikhathi. Kumele abe yinto efanayo, futhi enze into efanayo lamuhla, ngoba wathi uzakwenza. Loko kungasuthisa ibandla. Awu, manje masibuyeleni emuva futhi sifumane. Manje ngizacaphuna futhi libale lapho, lapho lisiya ngekhaya. Thathani izahluko lezi njengoba ngikhombela kizo lapha. Futhi ke lapho sisiba besiza kuba lenkonzo yesiliso eqhubekela phambili. Siyaqhubeka nje. Sidinda kusukela kuGenesis kusiya kusambulo ukutshengisa ukuthi leli liqiniso. Manje ungaba lemikondo yakho yonke ilungisiwe. Babenjalo labaFarisi okwalokho uMesiya ayeza kwenza lapho esiza, kodwa weza ngokwahlukileyo kancinyane, kukanti wabuya khona kanye ngalokho imibhalo eyakutshoyo. Indlela yena ba imibhalo yatsho ukuthi uzabuya. Manje akasimnanzeleleni okomzuzu nje. Siyathola ngemva kokuzalwa kwakhe kusiya eminyakeni engamashumi amathathu ubudala, umzawa wakhe wesibili uJohane wayebhaphathiza enkangala, futhi uJesu wehla phansi futhi wabhaphathizwa, futhi amazulu avuleka, futhi wabona umoya kaNkulunkulu usehla njengejuba, futhi wahamba enkangala, futhi walingwa ngeinsuku ezingamashumi amane ngudeveli. Waphenduka lenkonzo yakhe. Futhi into yokuqala aqala ukuyenza, siyathola lapha kuJohane 1, waqala ukuhamba esilisa abantu abagulayo. Futhi ke wakulendoda obizwa ngu-Andrea, wayekholwe kuye. Ngasimthathe nje okwesikhatshana, ngasithatheni manje ukuthi wazenza njani ukwaziwa njengoMesiya. Manje kumbula ukuthi uNkulunkulu uhlezi enika izibonakaliso lezimangaliso. Bangaki abakukholwayo lokho? Manje kuTestamente elidala, manje lalelisisani nje akuyi kuthatha isikhathi eside. Nxa singakwenza ubone umbiko, wena akuyi kuba lo muntu phakathi lapha esihlalweni samasonto. Akusoze kube lo muntu ogulayo kulesi sakhiwo ngemizuzu engamashumi amane kusukela manje. Nxa lingalalela futhi likubambisise. Manje asikufakazeleni nje, yikho lokho iBhayibheli elakutshoyo. Fakaza izinto zonke. Manje xa wenza isithembiso kumele agcine isithembiso. Futhi uNkulunkulu kuTestamente elidala, nxa umprofethi eprofetha kumbe umpuphi waphupha iphupho, indlela abathola ngayo ukuba lokho kwakuliqiniso kumbe hatshi, baya phansi ku-Urimi Thumimi. Abafundisi lokunjalo bayazi ngalokho. Isambatho sesifuba sika-Aroni wayelamatshe alitshumi lambili, amatshe okuzalwa abokhokho kwale ngaphezu kwesigodo etempelini. Futhi lapho umprofethi eqala ukuprofetha kumbe umpuphi ekhuluma iphupho, kungela ndaba lokuthi kuzwakala kuqotho okunganani, nxa kungazange kubanekeleyo ngqubengqube yokukhanya phakathi lapho okukamoya kwakungasebenzi. Ngakho bawala umbiko. Angilandaba ukuthi kuzwakala kuhle okunganani, ukuthi kungenelana njani lesayensi yenkolo kadokotela sibanibani, kumbe kungenelana okunganani leli bandla kumbe leyo nhlanganiso. Bayilahla ngoba okukamoya akuzange kusebenze. Amen. Ngiyaqala ukuzizwa ngikholwa. Yebo mnumzana, lapho uNkulunkulu kamoya akhona kuza kuba lezinto zikamoya ezenzakalayo. Awungeke nje uhlalele khatshana lakho, kumele nje kube yileyo ndlela. Manje nanzelela, manje lapho lobo bupristi buphela, ubupristi buka-Aroni khona-ke leyo Urimi Thumimi yasuswa, kodwa uNkulunkulu ulenye i-Urimi Thumimi okuyilizwi lakhe iBhayibhili. Manje nxa uNkulunkulu esenza isithembiso eBhayibhilini, futhi-ke nxa usemukela lokho isithembiso sikamoya, singenza ukuzibonakaliswa kukamoya, ngoba uNkulunkulu uzaqinisa ilizwi lakhe ngempela. Nxa kungakwenzi khona-ke kayisilwe lizwi likaNkulunkulu. Nxa kungeyisikho khona-ke nxa ukholo lwethu lungekho lukhulu okweneleyo, ungakulanduli. Nxa uNkulunkulu wenza isithembiso wathi kunjalo, kodwa kangilakholo olweneleyo ukukwenza, makuthi omunye umfo akwenze. Nxa ngingelalo ukholo olweneleyo ukuqalisa ukuhamba njengalokho Inoki akwenzayo, thatha uhambo lwemini futhi uhambe ekhaya kanye loNkulunkulu, angisoze ngime endleleni yomunye umuntu olokholo olweneleyo ukukwenza. Ngiza kuthi kadunyiswe uNkulunkulu ngalo mfo wethu uhambe waphuma emhlabeni. Ngilokubonga ngalokho. Angeke ngikwenze, kodwa yena ngilokubonga wakwenza. Ngibona ngiyakukholwa lokho, futhi kangifuni ukuma endleleni yomuntu olokholo lokwenza ilizwi likaNkulunkulu liqiniswe. Manje kufanele kubuye kuvela elizwini. Manje lapho uJesu esiza, wabuya kwabakhe uqobo amaJuda. Manje siyathola ukuthi wayenesibonakaliso sikaMesiya esasimlandela. UJohane wafakaza ngakho, futhi wakhangeleka njengejuba ukukhanya kusehla phansi kuvela ezulwini, wakunanzelela. Manje lapho lokho kukhanya kumbe ijuba langena endodaneni yomuntu, siyananzelela lokho okwathatha indawo. U-Andrea, kasiqaliseni ngaye, thina Manje kuJohane ongcwele 1, isahluko 1, ngiphakathi. Siyathola ukuthi uAndrea kunapho ikholwa enkosini uJesu Kristu. Uyahamba ukuyathatha uSimon Petro. Ibizo lakhe kwakunguSimon ngaleso sikhathi. Futhi wathi kuSimon, manje kumele ubuye ubone. Ngasingeneni enkulumweni yabo. Bonke bangabagoli benhlanzi. Ngiyambona uSimon, mhlawumbe umdala kwababili. Bahlala phansi ohlangothini lwesikebhe. Futhi wathi, Andrea, manje uyazi ukuthi sobabili singabafarisi, ngoba silandela ubaba wethu omdala umfarisi. Futhi ngiyakhumbula Andrea, ubaba engakabhubhi, lapho ngisase ngumfana omncinyane, ngolunye usuku, emva kokuba sigole inhlanzi phandle echibini usuku lonke, sangena phakathi. Futhi ubaba wayekhulekile kakhulu ukuthi athole inhlanzi. Futhi khona eholeni lokugcina, sabamba inhlanzi yesinkwa sethu usuku olulandelayo. Oh, ngiyabona ukuthi umama wayehlezi kanjani esemadolweni ekhuleka, ukuthi sasithemba kanjani uNkulunkulu ukusisiza. Oh, ngeqiniso mfowethu Simoni, ngiyakukhumbula lokho kakuhle. Aw, ngiyakhumbula Simoni. Ubaba wami wathi kimi ngolunye usuku, lapho ephululela inwele zami ngemuva, futhi ngabeka izandla zami phezu kwenwele zakhe ezimpunga, futhi wathi, Simoni, ndodana yami, ngangihlezi ngifuna ukuphila, ngibone usuku lapho umkhululi wethu, uMesiya, aza kuza khona. Kodwa sengisiba mdala manje, ngakho, ngicabangela ukuthi angisoze ngenelise ukumbona Simoni, kodwa umfana omncinyane, kungela kuthandabuza. Uzambona osukwini lwakho. Manje kuza kuba lokudideka okuneni. Uhlezi kukhona, Simoni. Ngaphambi nje, okukamoya kuthatha indawo. Kuza kuba lezinto ezineni. Zamanga zithatha indawo. Kodwa ngifuna ukuthi ukhumbule lokhu, Simoni. Ukuthi, lapho uMesiya esiza, uMesiya uza kuba. Lesibonakaliso sikaMesiya. Futhi lizamazi ngesibonakaliso. UMose watsho njalo, ngoba uMose wathi ngale esahlukweni sika Deuteronomy sithola lokhu ukuthi wathi ukuthi inkosi uDeuteronomy 18:15 nga ufuna ukubhala phansi ukuze ukubale. Bala isahluko sonke usehla ukuthi inkosi uNkulunkulu wakho izavusa umprofeti ofanana lami. Uza kuthi lo ongasoze azwele umprofeti uzaqunywa phakathi kwabantu. Bona manje wathi, manje kumbula Simoni, kungaba lezi kulumi ezinkulu, ezilamandla eziphakamayo, kungaba lamadoda amakhulu, azaphakama, kodwa kumbula, njengamaJuda, siyakwazi ukuthi uNkulunkulu, uyasithumela umprofeti, uMesiya umprofeti. Futhi isizathu, manje, sibe leminyaka engamakhulu amane manje, kusukela kuMalaki, ngasizange sibe labaprofeti, kodwa lapho uMesiya esiza, uza kuba nguNkulunkulu umprofeti, siza kuba mazi ngalokho, manje, ungakukhohlwa lokho Simoni. Manje yena uthi, Andrea, ungathi lo ngumuntu omkhulu, engathonya abantu, kodwa kimi, kumele abe ngumprofeti, ngoba uMesiya, futhi ngakuzwa ukhuluma ngalowo muntu, enkangala lokunjalo, uJohane, yena. Mhlawumbe wayengumprofeti laye kangazi. Kodwa uMesiya uza kuba nguNkulunkulu umprofeti. Uza kuba ngumprofeti lokwengeziweyo. Uza kuba ngodlula umprofeti. Uza kuba ngumprofeti lokwengeziweyo. Ngizahamba lawe ngolunye usuku. Ngiyakhumbulela ngimbona uAndrea. Futhi ke ehamba esiya enkonzweni ukuya kuzwa uJesu waseNazaretha. Futhi ke wabuya ngekhaya wamtshela ezinye izinto ezenzakalayo. Ngakho usuku olwalandelayo, mhlawumbe uSimoni wenza isinqumo sokuthi uzahamba. Futhi liyakhumbula, waphiwa izihluthulelo. USimoni waphiwa ngokuya kwesikhathi. Wayengumuntu ongelalwazi, akazange aphume kuloba yiwaphi amaseminari, loba ziphi izikolo zeBhayibhili zabo. Wayengakwanisi ngitsho ukusayina ibizo lakhe uqobo, uSimoni Petro. IBhayibhili lathi wayeyikho konke, ongaziyo longafundanga, kodwa bananzelela ukuthi wayekanye loJesu. Manje, yiyo into eqakathekileyo. Leyo yiPentecost yeqiniso, bona. Manje siyafumana ukuthi wahamba phansi, futhi mhlawumbe wenyuka loAndrea, futhi iqhuwe elikhulu labantu ngalapho, futhi khonapho efika ebusweni bemposi uJesu engazi uba wayenguMesiya. Manje sizafumana lokho uMesiya ayeyikho. Futhi khonapho efika ebukhoneni kukaMesiya, wamkhangela futhi wathi, ibizo lakho nguSimoni, njalo uyindodana kaJonasi. Oh, minabo. Lokho kwakwendele kuye. Hathi kuphela ukuthi wakwazi ukuthi wayengubani, wakwazi lo baba omdala olobu uNkulunkulu ayemtshele lokho ayeza kuba yikho. Lokho kwaqeda indaba nini. Lo kwakunguMesiya Yebo mnumzana.
If that was Messiah yesterday,
ngalo kwakungumesiya izolo ezazakalisa kwabakhe uqobo. Lo ngumesiya lamuhla ezazakalisa kwabakhe uqobo. Khumbulani kwabakhe uqobo. Sizafika kulokho ngomzuzu. Manje kwakuyini? Kwakulabaneni bemile lapho mhlawumbe abangazange bakuzwisise lokho. Kodwa uSimoni wayekwazi ngoba wayedinga lolo hlobo lomuntu. Wakhokhelwa ngumoya. Wakwazi ngombhalo ukuthi lowo kwakunguye kanye uMesiya. Akamazi kuphela kodwa wazi uyise wakhe futhi wabiza amabizo abo bonke. Futhi lapho kwakumi indoda lapho obizwa nguFiliphu. Futhi uFiliphu wathi, Jono, yiko, ngiyazi lo nguMesiya. Futhi oqaqeni wahamba amamayila alitshumi lanhlanu oqaqeni ukuthola umngane ukumtshela mayelana ngakho.
When you really get a vision of Christ,
kulenye into lapho uthola umbono ngoKristu awungeke uhlaliseke. Kumele utshele omunye umuntu ngakho ukuthintwa njenguye futhi kuyalumathisa umphefumulo wakho uvuthe. Kumele ngifumane ngilomngane obizwa nguNathaniyeli, uyindoda enkulu, ungumfundi olungileyo futhi ngasentabeni wabhoda. Mhlawumbe kwasekusiba isikhathi santambama lapho engena phakathi. Uyaqoqoda emnyango futhi unkosazana Nathaniyeli uyeza emnyango. Awu, nxa kungesuye umngane wethu uFiliphu. Oh, ungaphi uNathaniyeli? Uyazelula esivandeni sezihlahla. Wahamba phakathi kwesivande sezihlahla futhi wathola phandle lapho ngaphansi kwesihlahla somkhiwa. Wathola uNathaniyeli phansi emadolweni akhe mhlawumbe esithi, Oh Nkosi Nkulunkulu, wasithembisa inkululeko. Siyayidinga besilindele. Ubonini lapho oza kwenza khona onkosi Nkulunkulu? Ngilindele leso sithembiso owasinikayo. Uyaphakama futhi athintithe impahla zakhe zakhe njengalokho futhi wathikilika. Futhi ngubani owayeme lapho kodwa uFiliphu? Wathi, kungela kuthandabuza Filiphu mngane wami. Futhi engakakhulumi lutho. Lihamba kanjani? Izihlahla zikahle yini? Wayelombiko wesiphangiphangi enye into eqotho. Wathi, woza ubone lo esimfumeneyo. Oh, khona kanye emcijweni. Woza ubone lo esimfumeneyo. UJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa, unguMesiya. Ngiyakwazi ukuthi unguMesiya. Oh, manje ningacabanga uNathaniyeli esithi, manje Filiphu, manje ngiyazi izifundo eziningi zeBhayibheli esibelazo, izimfundiso eziningi lezo esibelazo, futhi siyakwazi, wena lami siyazi. Manje kuyini okwenzakeleyo Filiphu? Ngabe utshone enzikini kwenye indawo? Awu, kuyini okwenzakele kuwe Filiphu? Manje ungabuyi ungitshela ukuthi uMesiya wayezaphuma eNazaretha. Manje siyakwazi, sezwa inkulumo yokucina kaKefasi ukuthi ngolunye usuku uMesiya uzabuya futhi wayezakwehla njengendizamtshina, uyazi, khona phandle emaselini etempeli. Uzabuya enhlanganisweni yethu ngoba inkulu ukwedlula zonke elizweni, futhi uzabuya khona futhi nxa engasoze abuye kwethu asisoze sikukholwe. Asiyikuba le nto yokwenza lapho, asiyikusebenza labanye bonke babo. Hatshi, kule uzabuya kithi thina yithi, futhi uzabuya phandle lapho, futhi uzabuya kuKefasi umpristi omkhulu, ubishopi wethu omkhulu, futhi athi, nginguMesiya, sengibuyile manje ukuzothumba. Qiniso, yiyo indlela okuza kwenzakala ngayo. Lo mqondo awukaze uthiye abantu kunjalo. Kodwa uyazi ukuthini? UNkulunkulu wenza izinto ngendlela afuna ukwenza ngayo. Uvame ukwenza ngokuthi yenele ndlela esilungiswe ngayo sonke ukukwamukela. Ukuze enelise. Awu, uzifihlile emehlweni abahlakaniphileyo labaqedisisayo. Uthi wazembula kuzo ingane ezingathanda ukuzithoba lokufunda okuvela kuye. Manje ngokuphangisa, kangela okwenzakalayo. Kodwa ngizwa uFiliphu esiya kuye lenye into ebambekayo. Hatshi amazwi ayewakhulumile, kodwa into ayeyenzile. Manje ngiyamuzwa esithi, Nathaniyeli, uyisifundisi sombhalo. Yebo mnumzana. Luhlobo bani lwendoda uMesiya aza kuba nguye? Ngani uMesiya uza kuba ngumprofeti? Yebo mnumzana, lokho kuliqiniso ngoba uMose wasitshela umkhokheli wethu wayenguye, kumbe amazwi akhe sithembele kiwo futhi kufanele sithembele kiwo kwaze kwabuya umprofeti. Futhi wayeza kuba nguMesiya futhi uzatshengisa isibonakaliso sikaMesiya. Yebo. Awu, luJesu waseNazaretha engikhuluma ngaye. Liyakhumbula lo mgoli wenhlanzi omdala phansi lapho abambiza bethi Simoni wathenga inhlanzi kuleso sikhathi Futhi wayengenelisi ngitsho ukusayina i-receipt yakhona. Oh yebo, ngangimazi futhi ngangimazi kuhle ubaba wakhe. Awu, ngolunye usuku umfo wakhe wamletha phezulu ebantwini lapho uJesu ayemi khona. Wakhangela ngalapho wathi, ibizo lakho nguSimoni, indodana kaJonasi, uyabazi bonke. Futhi wakwenza lokho?
Yes.
Yebo. Ubani omtshele ngakho? Akula. USimoni ulethwe nguAndrea umfo wakhe. Wabuya phezulu lapho. Yazi, akusoze kungimangalise. Kodwa lokho, aza kulitshela khona ukuthi ungubani lapho lifika lapho. Hawu, angazi lutho ngalokho. Manje kumele ngibone, yazi. Bengingumuntu wenkolo okwesikhathi eside. Ngakho ngizamele ngibone ngalokho. Futhi into yokuqala uyazi, usuku olulandelayo, lapho besiza. Hawu, babe ngabe bebuye emzileni wokukhulekelwa. Kumbe bengabe buye phakathi kombuthano, angikwazi kungenani. Masinya lapho uJesu embona okokuqala, uJesu wakhangela ngakuye wathi, khangela umIsrayeli okungela nkohliso kuye. Lokho kwasusa isitatshi kuye. Lokho wathi, manje mhlawumbe abanye babo bama ngasemaceleni bathi, awu, namuhla baza kuthi ngani sibili uzakuba kwazi wayeyilokho, ngoba indlela ayegqoke ngayo wayengumIsrayeli. Hatshi, hatshi, bonke abasempumalanga babegqoka okufana nayo. Wayengabe engum-Arabi, wayengabe engumGriki. Sibili, bonke bamnyama bagqoka gla balendevu lamaqhiye lezembatho okufanayo. Wathi, khangela umIsrayeli okungela nkohliso kuye.
Oh,
wambamba kakhulu wathi, Rabi, ungibone nini? Wathi, uFilipu engakakubizi lapho ungaphansi kwesihlahla ngakubona. Laleleni, Rabi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi yako-Israyeli. Bona, ezazisa kwabakhe uqobo. Manje kwakulalabo ababemile lapho ababezibiza ngokuthi abakhe uqobo. Omunye wabo wama eceleni kwakhe futhi wathi, uyazi ukuthini, kumele ngiphe impendulo kumabandla ethu. Akazange abuye enhlanganisweni yethu. Ngakho kuyini besiza kutshela ibandla ngakho? Lapho be kufanele sikhulume enye into, ngoba enye into iyenziwa. Ngakho si kuyini esiza kutshela ibandla lethu? Omunye wabo wathi, ngiza kutshela inhlanganiso encinyane yabathumayeli ekhoneni ngale yathi, ngokukadeveli. Unjalo sibili. Kodwa babengeke bakufihle kuye. Waphenduka ebona imicabango yabo wathi, utsho lokho umelana nami, indodana yomuntu, ngizalixolela ngalokho. Kodwa manje ukuhlephula leli lizwi, kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uzabuya enze into efanayo. Ilizwi elilodwa elimelana lawo alisoze lixolelwe kulumhlaba loba emhlabeni ozayo. Isono esingela kuthethelelwa ukubiza umoya kaNkulunkulu owenza imisebenzi yobumesiya njengalokho ayekwenza umoya ongcolileyo njengesanuse. Wathi, umuBhelizebhabhu, isanuse ubala ingqondo zabo, ufunda imicabango, ukufunda imicabango futhi angabala imicabango yabo. Yikho lokho akwenzayo. Babengeke bathi wayengakwenzi, ngoba nanko khona lapho phambi kwabantu. Kodwa khangela kulawa madoda ayemiselwe impilo. Oh Nkulunkulu, ibizo labo kalifi lamuhla. Basenkazimulweni loKristu, bakunanzelela ukuba nguMesiya. Wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo, inkosi yako-Israyeli. Wathi, ngoba ngilitshele lokho uyakholwa, khona-ke wozani lihambe lami, uzabona okukhulu kulalokho. Kodwa ngoba wakholwa, manje ngaleso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya izolo, uthi unguMesiya ofanayo lamuhla, kuzamele kube yinto efanayo lamuhla njengoba kwakuyikho izolo. Yiyo indlela azazisa ngayo ebandleni lakhe. Manje kule nhlangano ezintathu zabantu emhlabeni, nguHam, Shem, labantu bakaJafethi, futhi ngalolo suku ababebalwa njengamaJuda abezizwe futhi lamaSamariya. Manje abezizwe, thina ama-Anglo-Saxon, sasingamahedeni kulezo nsuku, sasikhonza izithombe, amaRoma lokunjalo, lenduku emihlane yethu, futhi sasingadingi Mesiya. Futhi kumbula, uMesiya ubuya kuphela futhi azibonakalise kulabo abamdingayo. Isizathu singaboni lezi zinto lamuhla, asizidingi. sikhangele emabandleni ethu, inhlanganiso zamasonto ethu, izakhiwo zethu ezinkulu, ukuba sikhula okunganani. Susa amehlo akho kulokho, khangela kuMesiya. Sisesikhathini sokucina manje. Nanzelela lokho okwathatha indawo khona-ke, siyathola ukuthi wabuya manje kule wenza yiyo indlela azazisa ngayo kumaJuda. Manje sizathatha sivule amapheji ambalwa kuJohane oNgcwele, isahluko 4. Wayesiya eJeriko, kuba loba ngubani owake waba sePalestine kungaphansi kweJerusalema. Yikho lapho ayekhona endleleni yakhe, kodwa wayedingakala ukudlula eSamariya phezulu entabeni. Ngingazi ukuthi ngenxa yani manje uJohane oNgcwele 519 lizabala lokhu: ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, indodana ayingeke yenze ulutho ngokwayo. Kodwa lokho ebona ubaba ekwenza, bona wayengumprofethi, ingxenye yobuprofethi bakhe. Manje ungowedlula umprofethi, ingacabangi ukuthi ngimvumela abe ngumprofethi. Angimvumeli. Ngizwe udade Florence ehlabela isikhatshana esedluleyo, ngizamfuna. Uzakwenza ngobunye ubusuku phansi lapha ukuhlabela hansi evela enkazimulweni yakhe. Ngiyayithanda leyo ngoma, itshengisa ubuNkulunkulu obukhulu bukaJesu Kristu. Ezinsukwini lapho bezama ukumenza nje umprofethi, wayengunkulunkulu umprofethi, wayesedlula umprofethi, wayengunkulunkulu ebonakalisiwe. Kodwa isibonakaliso sakhe sikaMesiya, wayengumprofethi. Manje siyafumana ukuthi lapho simbona lapho emile lapho khona-ke wenyukela eSamariya. Manje amaSamariya babeyingxenye amaJuda labezizwe ababekhonza uNkulunkulu. Manje siyafumana ukuthi wahamba phezulu lapho, futhi kwase kuza kuba nelethumi lanye kumbe elethumi lambili nta, wathumela abafundi bakhe ukuyathenga imiphako ukudla. Wehla phansi eSamariya, wahlala phansi emthonjeni, mhlawumbe umfanekiso enye into njengalumfanekiso omuhle ngemuva lapha ehlezi phandle lapho emthonjeni. Nxa wake wabaseSamariya futhi unanzelele umthombo womphakathi edolobheni lapho, lokhu usasekhona. Futhi kwase kuza kuba ngelethumi lanye nta emini, wakulo mfazi owaphuma ukuyakukha amanzi. Asicabangeni ukuthi wayemuhle njengamanye amakhosikazi alamuhla, kuphela kwakuthiyene kancinyane. Khona-ke siyathola ukuthi yebo, bengicabanga ngaye esiyakuba imenze abe lenwele ezinde. Ngangicabanga ngomfazi lo owageza inyawo zikaJesu liyazi ngenyembezi zakhe, futhi wazesula ngenwele zakhe. Wayeza kuba lesikhathi esinzima, wayeza kuma ngekhanda lakhe lamuhla ukuthola inwele ezeneleyo phansi lapho ukwesula inyawo zakhe ngazo. Sebazigela zonke. IBhayibheli lathi ziludumo lwakhe, ngakho ugele nje udumo lwakhe. Kangazi ukuthi kungani, mhlawumbe wakhangela omunye umuntu phezulu lapha owayecabanga okuningi ngaye phezulu eHollywood. Kodwa loba kunjalo, lingibiza ngokuthi ngidlulisa amalawulo, lizangibiza ohlanyayo nxa lifuna. Kodwa ngosuku lokwahlulelwa uzakuthola ukuthi kungu-itsho kanje inkosi. Kulungile, akumangalisi sile bandla elifayo, hatshi ukufa kodwa elifileyo. Kunjalo umoya kaNkulunkulu udabukisiwe futhi ususukile kikho. Indlela zethu zimdabukisele kude, ukwahlukana kwethu lokungakhathali kwethu kuye yikho okukwenzileyo. Kangifuni ukulizwisa ubuhlungu, angilapha ukulizwisa ubuhlungu, ngilapha ukulivusa. uNkulunkulu abe lesihawu, siphe amandla lesibindi ukuhlala elizwini likaNkulunkulu, sililethe kungenani lokuthi kutshoni ukuthi lithini. Sithatha abachumayeli ukungenisa imali, ukuyekethisa, ukwenza inhlelo zamathelevishini ezinkulu futhi lezinto ezinjalo, ukuyekethisa labantu. Hathi mina ngingangcono ngilale ngesisu sami futhi nginathe amanzi esifudlana, ngidle amabhisikiti esoda futhi ngichumayele iqiniso, kunokuthi ngibe lapho hambi kwebandla ngosuku lokwahlulelwa futhi ngilahlwe kanye labo. Umbuso wami kawusiwo walumhlaba, amagugu ami awekho kulumhlaba, amagugu ami asezimbini. Le ngikufunayo ngabantu bakaNkulunkulu, ibandla lakhe. Ungazifananisi lomunye umkamalusi kumbe omunye umkamchumayeli kumbe umkamvangeli. Zifananise leBhayibhili. Kunjalo namuhla kudingakala zifananise. Umfazi angagqoka isigqoko esithile ebandleni kumbe alungise inwele ngendlela ethile, futhi wonke umfazi ufuna ukugqoka into efanayo. Wenza okufanayo phakathi kobulili bobubili. Angilandaba loba ibhatshi lami lihambelana lebhulugwe lami kumbe itayi yami ihambelana lehembe yami. Ngifuna isehlakalo sami sifanane leBhayibhili likaNkulunkulu. Yilo uhlobo lokuhambelana esiludingayo lamuhla, imvuselelo yalolu hlobo lokufananisa lo moya kaJesu Kristu ephila phakathi kwethu. Loko, abangeke baxubane ndawonye njengalokhu abakwenzayo phezulu lapha eLos Angeles futhi lalapha abangeke baxubane ndawonye awungeke wehlukanise okunye kokunye manje wonke kuyafanana lezo nsuku kwakwahlukile nxa umfazi wayemubi wayefakwa uphawu ukuthi mubi wayehlala kwabangabakhe wayengazihlanganisi labanye babo bonke manje kunjengokuthatha iqanda futhi ubusuqala ulitshaya phakathi kwalo wenza into yonke ibe ngumbala wethanga bona ngakho yikho lokho okuyikho manje khangela ngangibala lapha lapho prova impambukiso ngizama ukutsho phezu kwesizwe laseLos Angeles ukuthi kunjani oh kubi ukwanda kwenu kungaba amaphesenti angamathumi amathathu ukwedlula umnyaka odlileyo We Sodoma.
Oh, may God shake the people here.
Oh, makuthi uNkulunkulu anyikinye abantu lapha. Ngizwa imvuselelo kwenye indawo ezanyikinya ibandla lePentecostali libuyele engqondweni zalo njalo. Ikafula umlilo phezu kwemibuthano ukuthi abantu bangazwisisi kuleli hola esiliphilayo ohlezi elele njengakho ngoba iBhayibheli lathi baza kwenza ngiyathemba aw nanko ke manje lumfazi uyaphuma futhi yena mhlawumbe waphuma ngaleso sikhathi mhlawumbe ubephandle ubusuku bonke futhi walala kwaze kwaba yileso sikhathi kodwa kungenani waphuma lenkonxa wafaka intambo ezincinyane ngaphansi lawa mahuka amancinyane futhi wehlisa phansi indirayi ukukha amanzi futhi lapho yesezadonsela phezulu amanzi akhe wezwa omunye umuntu esithi mfazi akunginathise manje khumbula ungumsamariya manje watshengisa lesi sibonakaliso sikamesiya kumajuda manje nanka amasamariya mfazi akunginathise wathi wakhangela futhi wathi ngani manje ngizakwenza ngikwehlukanise silobandlululo lapha akusiwo mkhuba kuwe ungumjuda ungicele umfazi wesamariya into enjalo futhi wathi mhlawumbe wayehlezi lapho ukuthi wayengela kodwa iminyaka engamathumi amathathu ubudala kodwa umbhalo wathi ujohane ongcwele sithi wathi wakhangeleka elamathumi amahlanu wathi awusiyo ndoda engamathumi amahlanu ubudala futhi uthi ubone u-Abrahama wathi engakabi khona u-Abrahama ninguye kunjalo bona mhlawumbe umsebenzi wakhe wamluphazisa wayengabe esempunga kancinyane kumbe enye into lapho esahlezi lapho futhi emkhangele indoda ekhangeleka ingaba iminyaka engamathumi amahlanu ubudala ehlezi eyame icele lalowo mduli wathi kakusiwo mkhuba kini majuda ukusicela thina amasamariya wathi kodwa aluba ubusazi lo obukade ukhuluma laye ukuze ngicela amanzi okunatha kuyini ayekwenza manje uzafanele uthathe ilizwi lami ngalokhu wayezama ukuxhumana lomoya wakhe uNkulunkulu wayemthume phansi lapho uNkulunkulu ungithume kuleli ibandla kangikwazi wena bona kangazi lamunye wenu kodwa uNkulunkulu wamthuma phezulu lapho wayedingakala ukuya eSamariya ngani babekhangelele uMesiya wayemele ahambe futhi abatshengise ukuthi wayengumesiya ngakho wahlala lapho umfazi lo wathi wakhuluma laye wathi ukulandisa wathi umthombo oyatshona futhi awulalutho lokukha ngalo wathi obaba bethu bakhonza kulintaba futhi lokunjalo futhi wena uthi eJerusalema futhi ingqoqo yaqhubeka kuyini ayezama ukukwenza ukuthola lapho uhlupho lwakhe olwalukhona manje lalelisisani manje afumanise lapho uhlupho lwakhe olwalukhona manje kuyini uMesiya uzazisa kwabangabakhe uqobo eSamariya bona kumaSamariya ukuthi wakwenza njani kumaJuda kumele enze into efanayo kumaSamariya sibili kumele abize abakhe uqobo ngokufanayo kumbula lokho engikukhulumileyo ubusuku obedluleyo nga uNkulunkulu engenza isinqumo sokwenza into ngendlela ethile yena kumele akwenze sonke isikhathi ngendlela efanayo nxa engazange wenza iphutha lapho ekwenza ngesikhathi sokuqala bona awuphi isiqephu esizodwa sesinkwa somumbu futhi esinye isiqephu sekheke bonke kuyafana khona kanye bona manje nanzelela yena yena gala mkhawulo uphelele ulamandla wonke ukhona ndawo zonke manje sabona lapho ukuthi lumsamariya manje uzakwenza njani ukuzazisa kumsamariya umbuzo uphakathi kwakhe lomfazi futhi ngemva kokuba esemkhangele okwemizuzu emilutshwane ubaba wayemthume phezulu lapho ngakho wathi hamba uyethatha indoda yakho futhi ubuye lapha wathi kangila ndoda Oh, wathi, kunjalo, ubulabahlanu, lalo ophila laye manje, kayisiyo indoda yakho, ngakho ukhulume kahle. Ngiyazibona lezo ezinhle, ixhuku elikhulu lenwele eziphotheneyo zilenga emahlombe akhe, lamehlo akhe amakhulu ansundu, futhi inyembezi zisehla ezihlathini zakhe. Wathi, mnumzana, ngiyabona ukuthi umprofeti, uchiyene okunganani kulezo sifebe, futhi lalabo bachumayeli. Wayengazi okuneni ngoNkulunkulu, ukwedlula ingxenye yabo, kungaleyo ndlela enkulu lamuhla futhi. Kunjalo, yebo. Wathi, mnumzana ngiyabona ukuthi umprofeti. Wathi, siyazi, thina amaSamaria, siyakwazi ukuthi lapho uMesiya esiza, leso siza kuba isibonakaliso sokuthi uzakwenza. Ngakho kumele ube umprofeti wakhe. Siyakwazi lapho uMesiya esiza, uzasitshela izinto lezi. Kodwa wena ungubani? Oh, minabo. Akuzange kube khona kodwa oyedwa owayengakutsho lokhu. Wathi, nginguye okukhuluma lawe. Wakunanzelela, lowo kwakunguMesiya, ayefundiswe ukuthi uyabuya. Wayekwazi ukuthi uzakuba ngumprofeti, umprofeti uNkulunkulu. Ngakho wathi, waphosela phansi inkonxa yakhe yamanzi, kumbe wayibeka phansi, kumbe ini. Futhi wagijimela edolobheni, futhi khangela umbiko wakhe. Wagijima wangena wathi, wozani libone indoda engitshele izinto engizenzileyo. Lesi akusiso yini isibonakaliso uqobo sikaMesiya? Akusuye yini lo uMesiya? Imibhalo yethu ayisitsheli ukuthi lapho esiza, yikho lokho azakwenza. Futhi iBhayibheli lathi, abantu balelo dolobho bamkholwa ukuba nguMesiya ngenxa yobufakazi bomfazi ayemtshele izinto ayezenzile. Kungaba ngumbhalo lo, uJohane ongcwele 4. Manje ngiyabona isikhathi sami siyabaleka, ngakho kuzamele ngiphangise manje futhi ngibe lo mzila wokukhulekela. Kangifuni ukulihlalisa isikhathi eside, bona, kodwa lokhu kube inkonzo yokusilisa yokugcina ngokwazi kwami khathesi kuze kube ngesonto ebusuku. Kodwa manje, mana, makuthi ngithole esinye esisodwa isando esincinyane lapha, ukuquma lesi sipikili phakathi lapha, ukusenza sinamathele. Manje kwakulamaJuda, wazazisa njani kumaJuda njengoMesiya, ngokutshengisa ukuthi waye nguNkulunkulu umprofeti? Kunjalo na, lonke liyavuma kulokho. Manje khumbula, abakhe uqobo, amanye amaJuda nje avanileyo, bona abachumayeli bendulo, labafundisi, bemile khona ngalapho, bele DDD, PhD, LLD, bemile khona lapho, uyazi, lamakhola abo, ephendulelwe ngokutsho, futhi begqoke amaqhiye, lakho konke njengalokho. Bathi, kuyikufunda ingqondo, ungabona, khangela uhlobo lwakhe, khangela lapho avela khona, kuyini ayikho kwasekuqaleni kwakho, wavela kusiphi isikolo, wakufundela ngaphi lokhu, asilambali yakhe yokubuya ngitsho kumaseminari ethu, ngakho uyazi, angeke abe eqondile. Akasuye weAssemblies, akasuye weOneness, akasuye weChurch of God, iBaptist, iPresbyterian, kumbe iKatolika. Asilambali ngayo esezikolo zethu. Ngiyazi ngilizwisa ubuhlungu, kodwa umama wami wayevame ukungitshela, sisasengabantwana abancinyane, thina wena zaphila sidubeka kakhulu, emuva le ezintabeni, sasisenza ukuthatha isinkwa somumbu, uyazi, futhi sithathe amafutha oqweqwe lwenyama yengulube. Sasithatha futhi senze impuphu, futhi ngomgqibelo wonke ebusuku, kwakumele sigeze futhi lesilinganiso samafutha ekhasta, ngakho silungiselele okwangesonto ekuseni, sibuyele esikolo, kwakukubi sibili, ukudla kwethu, sasithola isifo sokudabuka isikhumba lakho konke, imibhida yethenipu, lendumba ezinyama, lesinkwa somumbu, lomhluzi wamabele, lokho yikho okumayelana lendlela esakhuliswa ngayo. Ngakho sasifanele sithathe lawo mafutha ekhasta, futhi umama wayevame ngangiqala ukuyithatha, ngangisithi, oh mama, ngiyacela, kungenza ngigule kakhulu. Futhi wayesithi, nxa kungakwenzi ugule, akukusizi lutho. Ngakho mhlawumbe lokhu kuzanyikinya okokugayeka kokudla kwemoya yenu kwenye indawo. Lokho kuzalenza khona kahle futhi ligule. Lokho kuzenza abantu bahlole imibhalo, ngoba iliqiniso, ilizwi likaNkulunkulu. Yiyo engaphuthiyo, yiyo efakaza ngoMesiya. Ameni. Uma ngelizwi lakhe. Ameni. Kangizi ameni ngokwami, kodwa u-ameni utsho ukuthi ngakube njalo. Ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi amazulu lomhlaba kuzakwedlula, kodwa lelo lizwi aliyikwedlula. Nanzelela lumfazi weSamariya, umSamariya wakunanzelela ukuthi wayenguKristu. Manje sithini ngabezizwe mfowethu Branham ubachiya phandle? Akula ngitsho indawo eyodwa embhalweni lapho ake wenza leso sibonakaliso phambi kowezizwe. Kufumane futhi ungitshengise khona. Akukho lapho. Hathi mnumzana, akukho lapho. Watshengisa isibonakaliso sakhe sokuMesiya kulabo ababekhangelele uMesiya. Oh, ngicela likuthole kahle lokhu. Into efanayo ayenzayo lamuhla. Manje ngizalitshengisa kungani. Manje nanzelela, engakasuki, loba kunjalo, waprofetha isikhathi sabezizwe. Manje amaJuda, babe leminyaka ezinkulungwane ezine, ukukholwa uMesiya, futhi amaSamariya, emuva khonale, ngesikhathi sikaMose. Lapho bethatha abafazi bakaMowabi, lokunjalo, futhi bazephula, futhi baba luhlobo oluqhutshanisiweyo, lokunjalo. Manje, bonke, babe leminyaka yonke leyi, bekhangelele uMesiya, futhi kwakulabaqinisekileyo enhliziyweni phakathi lapho. Manje khangela, abakhe uqobo, ikukhulume kanye lami, abakhe uqobo, wazazisa kwabakhe uqobo. Manje khangela, inengi lamaJuda alizange limkholwe ngenxa yokuthi babengamaJuda. Lokho kwakungasilutho, kodwa labo ababe belamabizo abo ebhukwini lokuphila kusukela ekusekelweni komhlaba. Uyakhumbula iBhayibheli lathi bonke umphi kuKristu ensukwini zokugcina okwakuzinhlanganiso zenkolo. Ngizafika kulokho liviki, inkosi ithanda, kumbe iviki elandelayo. Bona kulungile futhi ngifakaze ukuthi ngumphi kuKristu. IBhayibheli litsho njalo, kunjalo. Futhi wakhohlisa bonke abahlala emhlabeni, labo amabizo abo ayengalotshwanga ebhukwini lokuphila leundlu. Wahlatshwa kusukela ekudatshulweni komhlaba. Yikho lapho okwakuyikho. Bona manje labo aba bonke ubaba angi inkathi edlileyo abanike kimi, kuza kuza kimi, izimvu zami ziyalazi ilizwi lami, hathi ngenxa yohlobo kumbe usendo, kodwa izimvu zami ziyalazi ilizwi lami. Manje khangela, manje wena uthi lobo yibuKalvini. Angisuye umKalvini manje, ngiyakholwa lokho kuvikeleka kuhambisana lebandla khona kanye, kodwa nxa usebandleni uvikelekile kanye lalo, kodwa usebandleni into elandelayo. Manje yikho lokho, hathi ngoba uthi ukhona. Lokho akukubeki lapho. Manje kodwa nanzelela mfowethu, sithiya leso sihloko, siyabuyela emuva kumfazi weSamariya. Manje khangela lokho akuchoyo lapho. Manje wathi, ngani, ngeqiniso, siyakwazi ukuthi nguMesiya, uza kwenza leso sibonakaliso lapho esiza. Manje uJesu engakasuki ebhukwini likaLuka ongcwele, wathi, njengoba kwakunjalo ngensuku zeSodoma, kuya kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Lake lakuzwa lokho, manje kasi wathi kuqala ngesikhathi sikaNowa, wathi kwesikaNowa besidla benatha bechada bethathana, kodwa eSodoma. Manje kasikhangeleni, manje kulenhlobo zabantu ezintathu, zikhangelisise. Manje iSodoma yayimela inhlobo zabantu ezintathu, njengalokho ngesikhathi sikaNowa lapho umhlaba ubhujiswa ngamanzi. Manje eSodoma yabhujiswa ngomlilo, kunjalo na. Manje nanzelela, kwakunenhlobo zabantu ezintathu futhi lezithunywa ezintathu. Manje u-Abrahama wayemela abakhe uqobo, kukhulumeni njalo abakhe uqobo. U-Abrahama leqembu lakhe laliphandle kweSodoma, futhi lona kanye ibala elithi bandla litsho ababiziweyo behlukaniswa. ULothi wathatha ukhetho lwakhe lezinhlanganiso zakhe, futhi wehla phansi lapho ukuba ngumeya wedolobho, futhi umkakhe wayengomphakathi wonke, futhi wagqoka okwendlela zeHollywood lokunjalo. Bona okwenzakala kuye, ulokhu emile lapho njengensika yesawudo. Manje kodwa lapho wafisa ukuba yiHollywood, yabona, wayefuna ukuba njengomhlaba wonke. Kodwa uSara wayengumfazi omuhle kakhulu emhlabeni wonke, futhi wathatha ukhetho lwakhe lendoda yakhe, futhi waphila phandle le elizweni elihawulayo ukuze akhonze uNkulunkulu, futhi abe yindlalifa yesithembiso. Umahluko bani? Manje lapho izinto zisiba nzima, hathi ezinkulu kakhulu, izinto ezinhle, kodwa zisiba nzima. Ngolunye usuku, u-Abrahama wayehlezi emthunzini we-Oki, futhi wakhangela phandle lapho kwakumele kungaba semini, futhi wabona amadoda amathathu esiza, uthuli ngasezimpahleni zabo. Manje, bamba leyo mibhalo emibili. Manje, wababona bona uthuli empahleni zabo, futhi babuya. Futhi u-Abrahama engokamoya, futhi elindele ukubona leso sithembiso ngokuphangisa, wayengobiziweyo. Wakunanzelela, kwakulenye into eyayingajwayelekanga ngalawo madoda. Oh, yebo sibili, babe ngabe bethe, unjani mnumzana, singabe mzini, sivela elizweni labezizwe. Waya ukubahlangabeza, wathi, wozani ngapha, futhi lihlale phansi kwesihlahla, ngizathanda ukukhuluma lani okomzuzu nje. nginike amanzi amalutshwana futhi ngigezise inyawo zenu futhi ngilinike ucezu lwesinkwa khona-ke bese lihamba endleleni yenu bahlala phansi yiso isizathu elibuye ngalindlela uNkulunkulu ulithume kulindlela ukuze ngenze lokhu kini awu bathi hamba makube njalo futhi wahamba wahlala phansi ngiyambona engena esithi Sara khonale ngemuva ethenteni wathi vuba impupu yesinkwa enlutshwana thatha isefa futhi usefe impupu encinyane lapha kumbe enye into futhi wenze amaqebelengwane eziko futhi waphuma futhi wathola itole elincinyane elinonileyo futhi walibulala futhi walinika encekwini wathi lihlinze futhi walilungisa lonke futhi walileta phambi kwakhe wahlala phansi manje khangela njengoba kwakunjalo esodoma kuza kuba ngalindlela ngoba lesi yisikhathi sokutsha yakukholwa lokho kungangcono likukholwe lapho ihydrojeni lamabhomba e-athomu lamasputiniki lakho konke okunye kuphapha kukuzingelezile kungangcono ube ukukholwa ngoba kuyeza nanzelela manje kuyini okwathatha indawo nanku okwathatha indawo ingilosi zahlala lapho kancinyane ezintathu zazo zaqhubeka zikhangele esodoma emva kwesikhatshana manje kumbula ezimbili zazo zehla zaya esodoma bangaki abakwaziyo lokho ezimbili zazo zehla zaya esodoma futhi zatshumayela oh uBilly Graham wesimanje bona waya phansi esodoma ngoba kwakule uLoti wayephansi lapho owayemela ikholwa elibuthukuthuku ikholwa elisemngceleni umzalwane wenhlanganiso yesonto wayephansi lapho esodoma kanye lomhlaba wonke ibandla lakhe lonke lalingumhlaba layo yonke into kodwa wayephansi lapho futhi bathumela uBilly Graham wesimanje phansi futhi wachumayela kubo kungela zimangaliso babachaya kuphela ngobuphofu futhi ukuchumayela kwevangeli kuyamchaya ongakhulwayo ngobuphofu siyakwazi lokho hathi ukuthi uLoti wachaywa yibuphofu kodwa wachaywa yibuphofu bengisitsho kodwa abanye bachaywa yibuphofu manje kodwa manje siyabona ukuthi lihlobo bani lwesibonakaliso abalwenzayo bachumayela ivangeli ngendlela eyenza ongakholwayo abe yisiphofu futhi babiza uLoti umlilo ungakehli kunjalo na khangela lumfo wasala emuva isibonakaliso bani azipha ibandla abakhe uqobo lo owasala emuva wayengayisiyo ingilosi kwakunguNkulunkulu ibhayibhili lathi kwakunguNkulunkulu u-Abrahama wambiza Elohim okhona ngamandla akhe Hlamvunkulu N K-O-S-I, wayemele abekwazi, nguye, owayekhuluma laye, uNkulunkulu, umtshumayeli wathi kimi ngesinye isikhathi, wathi, kutsho ukuthi lo kwakunguJehova uNkulunkulu, ngathi lo kwakunguJehova uNkulunkulu, ngathi, uyehluleka nje ukubona ukuthi umkhulu okunganani, kuyini esenziwe ngakho, izakhamzimba ezilitshumi lasithupha, i-calcium, i-potash, i-petroleum, ukukhanya kwezulu lomhlaba, wathatha nje ingcosana, futhi waya, woza lapha Gabriel, ngena kulokhu bona wavuthela omunye lapha okwenye ingilosi wavuthela owodwa owakhe wehla phansi wadla inyama yethole wanatha uchago lwenkomo wadla isinkwa somungu futhi wanyamalala phambi kuka-Abrahama bona awu lo nguNkulunkulu ongumnini wethu ngingekela ukuba ngumlotha ogcwala isikhunu loba wena ungezake kodwa engakhuluma haleluya ngizaphuma uzangibiza ngiyathokoza ukuthi uyangazi futhi ngiyathokoza ukuthi ngiyamazi unguJehova nango elapho kuyini ayekumela lokho aza kuba yikho ngezinsuku zokucina ehlala enyameni manje khangelisisani manje siyafumana ukuthi asiboneni ukuthi lihlobo bani lwesibonakaliso asinika kwabakhe uqobo okufanayo lakwenza lapho esiza emhlabeni uNkulunkulu enziwe inyama kuKristu manje nanzelela wayefulathelise umhlane wakhe futhi wathi Abrahama wabakwazi njani ukuthi wayengu-Abrahama ungaphi umkakho uSara ini wakwazi ibizo lakhe lalingu-Abrahama wakwazi ukuthi wayetshatile futhi wayelomfazi lebizo lakhe kwakungusara u-Abrahama wamangala wathi futhi ibhayibhili ngokucacileyo lithi u-Abrahama wathi usethenteni ngemuva kwakho abafazi babengenzi ngaleso sikhathi njengalokho abakwenzayo manje baphume futhi babe bathathe indawo yendoda yabo futhi bangenele kiyo yonke imisebenzi futhi bavote kwezepolitiki futhi babeke amadoda phakathi njengalowo abasanda kumfaka nje lezinto ezinjengalezo hatshi babengakwenzi leso sikhathi hatshi babesazi okuningi ngoNkulunkulu uSara wabiza u-Abrahama nkosi manje wathi usethenteni ngemuva kwakho ethenteni ngemuva kwakho. Wathi, Abraham alalela, ngi, oh Isihawu, ngi, leso sabizwana somuntu njalo, ngiza kuvakatshela ngokwesikhathi sempilo, njengoba ngikwenzele leso sithembiso ekuqaleni, iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu edluleyo. Nasi indoda isidla isinkwa samabele, esidla inyama yethole, futhi inatha uchago enkomeni, kanye lolaza esinkweni, ingela kuthandabuza, ehlezi lapho esidla lokho, futhi esithi, ngakwenzela isithembiso, futhi niza kukwenza. Ameni. Futhi u-Abrahama wambiza Elohim, uNkulunkulu uSomandla, nango elapho, ehlezi lapho, wathi, ngiza kuvakatshela ngokwe. Futhi uSara, ngemuva ethenteni, waphuma, wahleka wathi, mina umfazi omdala lapha, iminyaka elikhulu ubudala, futhi ngibe lentokozo lenkosi yami njalo njengalokho, oh, akungeke kube njalo. Futhi indoda ehlezi lapho yathi, kungani uSara ehlekile? Oh, luhlobo bani lokubamba imicabango oliyilokho? Luhlobo bani olwe umfazi ethenteni ngemuva kwakhe? Wathi, kungani ehlekile? Manje khangela, uJesu wathi, njengoba kwakunjalo ngensuku zeSodoma, kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Ukuthi uNkulunkulu uzazibonakalisa enyameni yomuntu, ibandla lakhe, umzimba kaKristu. Futhi uzakwenza isibonakaliso esifanayo lapho abezizwe baya kuthola. Manje bomnumzana, sithanda ukubona uJesu angabe efana izolo lamuhla lanini nini, bona ukuthi wazenza njani aziwe kumaJuda, ukuthi wazenza njani waziwa kwabezizwe, futhi kumbe kumaSamariya, futhi wakuthembisa kwabezizwe. Manje sesibe leminyaka ezinkulungwane ezimbili akukaze kube sebandleni, kodwa kuza kuba ikukhanya ngesikhathi santambama. Umprofeti wathi, kuza kuba losuku lolo olungasoze lube ibusuku kumbe imini, kodwa ntambama kuza kuba lokukhanya. Manje lalelani, makuthi ngolunye usuku liviki, inkosi ithanda ngifuna ukuchumayela ngokuthi lapho impumalanga lentshonalanga kuhlangana. Manje wonke umuntu olemfundo uyakwazi ukuthi impucuko ihambisane lelanga kusukela impumalanga kusiya entshonalanga. Bangaki abakwaziyo lokho? Iqiniso liyakwazi. Impucuko endala esilayo yiChina, futhi sibuya khona ngalapho impucuko ihambisane lelanga. Manje ebantwini basempumalanga, emnqamlezweni wasempumalanga, i-LA, i-NGA, liphuma litshone entshonalanga, ebantwini basentshonalanga, LA, NGA, futhi i-NDO, DANA, kaNkulunkulu, okufana njenge-LA, NGA, likaNkulunkulu, i-NDO, DANA, kaNkulunkulu, yabuya ebantwini basempumalanga kuqala, amaJuda, futhi-ke, kunjalo na, amaGriki lokunjalo, beza empumalanga. Manje sekube iminyaka ezinkulungwane ezimbili ebezifiphele, benza izinhlanganiso, futhi bakha izibhedlela, futhi bakha amabandla, benza lokho uJesu abatshela ukuthi bangakwenzi. Akazange athi yakhani amabandla, akazange athi yakhani inhlanganiso, wathi, chumayela ivangeli, kunjalo, bonakalisa amandla kaNkulunkulu. Kodwa lezi izinto zithethe indawo yazo, ziphile usuku lwazo. Kodwa manje, ngesikhathi santambama, wathi, kuza kuba ikukhanya, kuthi indodana efanayo, eyakhanyisa empumalanga, ikhanyisa entshonalanga. Izibonakaliso ezifanayo zikaMesiya ezenziwa khonale ukufakazela ukuthi kwakunguMesiya, zikhanya entshonalanga, futhi sisokhunjini lwasentshonalanga, sinamayadi angamakhulu amahlanu, phose kusuka olwandle. Futhi nxa sihamba ngaleyo ndlela siya ngaphi? Sibuyela eChina njalo, impumalanga lentshonalanga sekubuye ndawonye. Yiso isizathu isono sigcwala lapha ukhunjini lwasentshonalanga. Kunzima futhi kubi. Ngani? Sasivame ukuthumela eFrance ukuthola amaphetheni. IFrance iyathumela kithi ukuthola amafashini ebafazini. Abafazi bethu bamaPentecosti, ihlazo kini, lina madoda bamaPentecosti, libhema igwayi liqhubeka, lithatha abafazi abathathu kumbe abane, lamadikoni emabandleni. Ihlazo kini, uNkulunkulu abe lesihawu empefumulweni wakho oyisoni. Futhi lina zinhlanganiso zamaMethodist leBaptist leAssemblies of God, lama-Churches of God, avumela lokho. Wena uthi uhlezi udobhana labafazi. Loba yiphi indoda evumela umkayo agqoke okabhudula futhi abheme igwayi, uyatshengisa lokho enziwe ngakho, akasindoda. Oh, uthi wena ulolunya mfowethu Branham. Kanginjalo, angilalunya, ngiyachumayela ibizwi likaNkulunkulu. Kunjalo khona kanye, ihlazo kuwe, zinyikinyeni futhi liphaphame. Phendukani kuNkulunkulu, kuza kuba ikukhanya ngesikhathi santambama. Komnumzana, sithanda ukubona uJesu. Wayekela ukubatshela iqiniso obala yini? Kulo mprofethi owake wayekela ukukhuluma iqiniso obala. Waqinisa ubufakazi bakhe ngegazi lakhe. Amadoda eqiniso kaNkulunkulu akasoze ayekele ukukhuluma iqiniso obala ngokohlelo lwethelevishini kwenye indawo, kumbe ukungenisa imali, kumbe olunye uhlelo olukhulu lwemfundo. Uzakhuluma iqiniso. Ngakuthatha impilo, uzakhuluma iqiniso kunjalo. Bangakuzonda ngolunye usuku, kodwa olunye usuku oluzayo, lapho abaza kuthanda khona, ngoba ukhuluma iqiniso. Ilizwi likaNkulunkulu lithi, kuliqiniso, akulambhalo eBhayibhelini okuziphatha kwebandla lePentekosti lamuhla, ngitsho la kancinyane, kuphambene lakho. Lani futhi maBaptisti lamaMethodisti. Ngiyakwazi lokho kulukhuni, kodwa yikho lokho engifuna kube yikho ukuze liqondise. Futhi ngolunye usuku lizahlangana ngalena esihlalweni sokwahlulela. Mfowethu, lilizwi likaNkulunkulu. Omalusi benu lokunjalo abasela mandla ukwedlula amanzi okugezisa imiganu. Uyi ibandla litikiti lokudla endaweni yepulupithi. Unjalo, sidinga amadoda kaNkulunkulu aza kuma futhi akhulume iqiniso, kungenani lokuthi lizwisa bani ubuhlungu nxa kuthatha amadikoni abaphathi lakho konke okunye phandle. Thembeka, mela uNkulunkulu futhi ugolwe ilizwi lakhe, futhi uNkulunkulu uzaqinisa ilizwi lelo lapointela kanye, izapointela njalo, kodwa kumele uqondane lakho, awungeke ubambe impompi yombhobho ngalindlela futhi kukhangelele ukutshaya leyo ndlela. Kawusoze ukwenze ubambe kwesokhohlo lakwesokunene, awusoze ukwenze lokho kudubula umzila oqondileyo. Kumele singene kulumbhalo futhi sikudubule kuqondile. Amen. Obomnumzana, sithanda ukubona uJesu. IBhayibheli lathi, ungofanayo izolo lamuhlala nini nini. Siphe imizuzu elitshumi lanhlanu ingakwenza umoya ongcwele ebandleni lapha. Manje nxa ngilizwise ubuhlungu ngo, hatshi, lingangixoleli. Lingakwenzi. Hambani nje ngekhaya licabange ngakho okwesikhatshana. Angizange akutsho ukuthi kuzafanele ngikhulume izinto kwesinye isikhathi eziquma njengenqamo futhi kodwa mfowethu ngilomlandu. Ngilomlandu phambi kukaNkulunkulu ukukhuluma lokho okuliqiniso. Khona-ke, nxa ngikhulume iqiniso, uNkulunkulu uzaliqinisa ukuba liqiniso. Manje asiboneni, nxa ngikhulume iqiniso kumbe hatshi. Kasiceleni ubaba ukubuya enkundleni. Asiceleni uNkulunkulu ukuthi abuye, futhi asekele lokho nxa lelo kuliqiniso. Nxa kungayisilo qiniso, akasoze akusekele. Nxa kuliqiniso, uzalisekela. Futhi linabantu elithanda ukumbona, nxa engabuya futhi enze into uqobo efanayo, lobu busuku, kuleli bandla, kungela ndaba lokuthi ungigcoba okunganani, kumele akugcobe lawe futhi. UJesu waya elizweni lakhe uqobo, le misebenzi eminengi yamandla, wayengela kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo. Kodwa lapho ethola umunye umuntu emkholwa, umfazi, wathinta umphetho wesembatho sakhe, futhi wasiliswa ngokupheleleyo. Yebo, ungathanda ukubona uJesu na? Manje nxa akulandaba ukuthi uyabe egqoke kanjani, lokho azakhangeleka eyikho nxa impilo ikuye endodeni kumbe abantu, izakwenza izinto ezifanayo azenzayo ngoba wakuthembisa. Leso yiso isibonakaliso sikaMesiya manje ezinsukwini zokucina. Bangaki abakuzwisisa kuhle? Phakamisa isandla sakho uthi, ngiyakuzwisisa, ngiyakukholwa. Asikhulekeni. Baba olomusa, oh kungani ngikhuluma lezo zinto njengalokho? Ngingi abantu abondla abantwana bami, abantu abafaka izigqoko emhlane wami, futhi babhadalele indlela yami ukudabula elizweni. Futhi kanti uNkulunkulu yenza bazwisise ukuthi ngizama ukubanyikinya kuphela. Nkosi, ngizama ukubuyisela ibandla endleleni yakudala njalo. Yenza bazwisise makuthi umoya ongcwele abenze babekwazi ukuthi akukho elunyeni, akukho ukuba ungakhathali, kodwa yikuqiniseka Nkosi, futhi lokukhuluma iqiniso kungenani. Manje Baba, ungasisekelela iqiniso lakho lobu busuku. Ngibanike isitatimenti esiqinileyo ukuthi ungofanayo izolo lamuhlala nini nini, makuthi umoya ongcwele abuye lobu busuku Baba, futhi agcobe leli xuku elincinyane labantu lapha, futhi makuthi babekwazi ukuthi abantu laba, ngiyakhuluma lezi zinto kodwa zibekwa kutebu lapha. Lithebu izahamba emhlabeni wonke, izatolikelwa kwezinenginengi izindimi ezehlukeneyo emhlabeni wonke, futhi abantu abavela yonke indawo bazabe beyizwa. Futhi kumele ngihluze amazwi ami Nkosi ukuthi aliqiniso, futhi amazwi akho futhi hatshi awami. Ngiyakucaphuna kuphela ngivuma njengeBhayibheli lisitsho ukuthi ungumpristi omkhulu wesivumo sethu. Ngiyavuma ilizwi lakho ukuthi ungofanayo izolo lamuhla laphakade. Khuluma Nkosi Nkulunkulu, futhi uvumele abantu babekwazi ukuthi wapha umbiko, hathi inceku yakho. Siphe khona Nkosi, siyakunikela konke kuwe manje. Ngingeke ngibe ngisakhuluma njalo, futhi ilizwi elilodwa elivela kuwe liza kwedlula loba uphi umthumayeli ongathumayela ngeminyaka eyisigidi. Ilizwi elilodwa nje siyakwazi ukuthi likhona lapho, siyakwazi ukuthi liyiqiniso. Futhi manje sifuna uqinise ilizwi ngezibonakaliso zilandela njengoba wathembisa, ukuze babekwazi ukuthi ngibatshele iqiniso ukuthi unguMesiya, insika yomlilo enkulu leyo abalomfanekiso wayo lapha futhi eGermany, eSwitzerland, kulo lonke ilizwe lapho abayithethe khona ukuthi insika yomlilo efanayo leyo eyahamba labantwana bako-Israyeli. Lapho esiza lapha emhlabeni siyafumana ukuthi leyo nsika yomlilo yahlala emzimbeni indodana kaNkulunkulu. Sakhangela imisebenzi ayenzayo wathi, ngivela kuNkulunkulu futhi ngiyabuyela kuNkulunkulu. Ngemva kwesikhathi, ngemuva kokufa kwakhe, ukungcwatshwa lokuvuka, wabuyela kubaba. Futhi ngolunye usuku uSawuli weThasasi waye esendleleni yakhe esehlela eDamaseko ukuyabopha abantu, futhi leyo nsika enkulu yomlilo efanayo yamtshayela phansi ukukhanya okwaphumputhekisa amehlo akhe, wamenza waba yisiphofu okwesikhathi. Futhi wathi, "Sawuli, Sawuli, kungani ungizingela?" Wayengazi ukuthi leyo nsika yomlilo yayiyini. Wathi, "Ungubani? Kunzima kuwe ukukhahlela izincijo. Ungubani, Nkosi?" Wathi, "NginguJesu." Manje Nkosi, umhlaba wezesayensi uyakwazi emva kokuba sebethethe umfanekiso ukuthi insika yomlilo efanayo ikukhanya okufihlakeleyo, lokho okungesikho kuphela isimanga kodwa kwatshaya elihlweni lamakhamera kudlula ezizweni. Manje nxa kungumoya ofanayo khonake uzakwenza umsebenzi ofanayo nxa abantu bengazingenisa esimweni esifanayo. Ngakube njalo lobu busuku Nkosi, ukuthi mina laleli bandla lalaba abazalwane ukuze uzifakaze ukuba nguJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini. Lapho sisuka lobu busuku siza kuba njengalabo abavela eMawusi, sifuna ukukubona usenza manje izinto owazenza ngaphambi kokubethelwa kwakho, futhi lezithembiso zakho ukuthi uzakwenza futhi ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili. Mawuzibonakalise lobu busuku, futhi lapho sisiya ngekhaya siza kuthi inhliziyo zethu kazivuthanga ngaphakathi kwethu yini lapho ezazisa phakathi kwethu lobu busuku. Futhi Nkosi, ngiyakholwa kuzenza abantu baphenduke emthandazweni lokuzila, futhi leli bandla elincane lizakhula, futhi amandla kaNkulunkulu aza kuba phakathi kwalo, lezi profeto, lezibonakaliso ezinkulu, lezimanga, labafazi lamadoda bezikondisa futhi behamba phambi kukaNkulunkulu ngokuthobeka, futhi ukwesaba okunjani kukaNkulunkulu okuzabuya elizweni. Nkosi, banike izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso. Siphe khona, qinisa ibandla lakho Nkosi. Nkulunkulu, biza abantu bakho badonsele phandle kwalinyakanyaka ensukwini zokucina. Siphe khona, sizalindela wena Baba ukukhuluma lathi odwendweni lomthandazo, njengoba sibiza ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Manje nxa lingasibekezelela nje okwemilutshwane, ukunini lapho owake wakubona khona kusehluleka kakwehluleki, ngoba nguNkulunkulu, angeke kwahluleke. uNkulunkulu uthumele lokho futhi kuqotho nje kimi njengalokhu kuyikho kuwe ukuthatha amanzi okunatha. Bona, ngilethemba ukuthi uNkulunkulu uzangena enkundleni njengoba ngimile kuliplatifomu lobu busuku, ngoba kuyisithembiso sakhe. Futhi nxa engakwenza lokho, khonake lokho kuzatshengisa ukuthi unguMesiya munye ophendukayo. Manje kubani? Hathi kwabaphandle, izinhlanganiso ezinkulu lezinto, kodwa kwabakhethiweyo. Bona, ebandleni, bona lokho engikuchoyo, elakhe uqobo. Wena uthi kungani ungabi lohlelo olukhulu lwethelevishini? Wathumela kwabakhe uqobo, abakhethiweyo, ababiziweyo, hathi labo abobunkayinkayi. UJesu akazange abe lokubonelelwa, wayengasuye muntu wokuzibonakalisa. Bathi, kungani ungasuki kulelo qembu phansi lapho emfuleni? Wenza udlala nje lexuku labagiqiki abangcwele, uyazi? Woza phezulu lapha futhi utshengise uKefasi lokho ongakwenza. Akazange akwenze. Aha. Waye waqhubeka ezithobile ethule. Wabuya kwabakhe uqobo, wazazisa kwabakhe uqobo phambi kwabajuda labo abamlandulayo. Baqhubekela elaphakadeni labo abamamukelayo, futhi bakukholwa. Ibizo labo kalifi, futhi liza kuba nini nini Kunjalo manje kanyisuye ngingumfo wenu nje ngingumfo wenu inceku kaJesu Kristu ethunywe lapha kanye labazalwane bami futhi lani linabantu lapha uku kanye lesipho esibonakalisayo futhi ngabe ngilesikhathi bengingakuthatha ngikudlulise eBhayibhelini liviki futhi ngifakaze kini ngombhalo phezu kombhalo ubufakazi obungehlulekiyo ukuthi leli lihola lakho ungakuvumeli kukwedlule bona nansi inkazana angikaze ngimbone empilweni yami umfazi osasemutsha omuhle engaba engumKristu engabe engayisuye engabe gula engabe ngaguli engabe lezinhlupho zemali inhlupho zangekhaya angikaze ngimbone empilweni yami kodwa nanku umbono opheleleyo walokho ebe ngikhuluma ngakho nanku umfanekiso omncinyane lobu busuku nansi indoda futhi nangu umfazi behlangana okwesikhathi sabo sokuqala uphakamise nje isandla sakhe ubengangazi futhi nanzi izandla zami angimazi angikaze ngimbone empilweni yami bona futhi wathi ngingumfokazi kuwe kunjalo nakho sikazi nanku silapha manje bomnumzana sithanda ukubona uJesu wayengenzani nxa engabonakalanga enkundleni njengalokho akwenzayo ngosuku emthonjeni umfazi weSamaria kunjalo na manje kuyini angakwenza yikungigcoba lokumgcoba nxa engakwenzi angeke ngikhulume into eyodwa lesi yisacuthe lembebebe ngoze kuthi enye into ikhulumekiso lami nginjalo angimazi akangazi ngakho ngizakwazi njani ulutho ngaye manje uba ngingathi khosikazi ngabe ugula wayengathi yebo mnumzana mnumzana Branham ngiyagula dumo kuNkulunkulu haleluya mnyikinye uthi dumo kuNkulunkulu kwamukele haleluya qhubeka ususilisiwe lokho kungaba kukuhle sibili lokho kungaba kuhle angakukholwa yena engasila ngeqiniso njengalokho uChalifula akukhulumayo phansi lapha ngesinye isikhathi umfowethu Fula wathi ngiyakholwa kulezi izipho futhi ngiyakholwa kulezi izipho ezinkulu zokusilisa futhi kodwa wathi izipho zokusilisa kodwa uNkulunkulu uzakwenza lawo madoda abaphendule esihlalweni sokwahlulelwa ngokukwenza ibhizimusi futhi ngiyakholwa njalo lami uqondile lapho yebo mnumzana ungenzi ibhizimusi ngoNkulunkulu angeke enziwe ibhizimusi kodwa uNkulunkulu uzakwenza ubhadalele lokho okwenzayo indlela okusebenzisa ngayo manje khosikazi ngingumfokazi omunye ulekhadi lokukhulekelwa esandleni sakhe omunye umuntu kufanele alithathe woza lapha sithandwa oku oh aku akusikho ngiyabona ngokunye enye into lapho icabange ukuthi beku ikhadi lokukhulekelwa lingixolele oh uyi ngokwe ulekhadi lomunye umuntu kulungile manje nxa uJesu Kristu engofanayo izolo lamuhla lanini nini manje ngifanekisa kini iBhayibheli bandla lePentecost ngitsho lokhu lapha ngifanekisa kini iBhayibheli lalokho uJesu ayeyikho izolo manje wathi kulolu suku lokugcina wayeza kwehla phansi enyameni yomuntu njengalokho akwenza eSodoma futhi enze into efanayo manje nxa engaphenduka futhi enze njengalokho akwenzayo kumaSamaria lakumaJuda ungamkholwa yini ukuba nguMesiya olapha esakhiweni lobu busuku phakamisani izandla zenu nxa lisithi nxa engenza into efanayo ngizamkholwa awu indaba eyodwa kufanele ikuqede nxa uthembekile enhlizweni yakho kufanele kukuxazulule manje nanku silapha sobabili ngaphansi kwesifungo sokuthi asazani omunye lomunye kulungile manje nxa uNkulunkulu engambula enye into oyenzileyo leyo oyaziyo engingazilutho ngayo kumbe enye into leyo ohlela ukuyenza leyo engingazilutho ngayo kumbe enye into ngawe lokho uhlupho lwakho okuyilo lokho umkhuhlane wakho oyiwo lokho okulihlupho lwakho kumbe enye into enjalo khona-ke ungakholwa ukuthi bekunguye lokho kuzafanele kubuye kudlulisa ngokolunye uhlobo lwamandla nxa ukholwa ukuthi kungamandla akhe khona-ke uyathola izibusiso zakhe nxa ukholwa ngamanye amandla hawu lokho kuphakathi kwakho loNkulunkulu bona ngingeke ngibe kwazi lokho okuza kwenzakala lapho manje nxa engakwenza uzakwamukela nxa engakwenza ngendlela efanayo enza ngayo eBhayibhelini njengaye lo mfazi lowo bemile bekhuluma ungakukholwa ungakwenza khosikazi futhi ibandla lithe lizakukholwa manje sokuyisikhathi sikaNkulunkulu sokukwenza bona manje nanku silapha mhlawumbe amakhulu amathathu kumbe amane abantu abangamakhulu amathathu kungenani abahlezi phakathi lapha lobu busuku kulungile kanye lalapha phambi kwabantu abangamakhulu amathathu ngabona ezine inkulungwane ezingamakhulu amahlanu eBombay India bona inkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa lanhlanu eDurban South Africa akwehluleki uNkulunkulu manje nga engakutshela lokho obuyikho ngeqiniso engakwenza ungakholwa uzakuba kwazi loba kuliqiniso kumbe hatshi lapho ekhuluma uzakuba kwazi loba kuliqiniso awu nxa kuyikho futhi akhulume lokho obuyikho pho ke lokho ozakuba yikho ungakholwa lokho kalula njalo ubungeke yini nxa engakhuluma lokho kulungile umfazi omutsha manje angikaze ngimbone empilweni yami umncinyane kakhulu kulami sizelwe sachiyana ngeminyaka eminingi mhlawumbe sachiyana ngamamayila futhi isikhathi sethu sakuqala sihlangana kodwa manje ngikhuluma laye nje ukuze ngibambe umoya wakhe njengalokho inkosi yethu eyakwenzayo umfazi emthonjeni futhi ngiyabona manje ukuthi ulikholwa futhi uyagula ufuna umkhuleko ngokolunye uhlobo lwesifo sesikhumba olaso nxa kunjalo phakamisa isandla sakho uyakholwa Manje ngicina wonke umhlangano ngiyakuzwa lokho omunye wathi ukukhumbulele lokho manje awungeke ufihle imicabango yakho manje ulapha aha bona wena uthi manje wena angizange ngikukhumbulele lokho kufumani ukhangeleka ulokuxhumana okuhle lomoya kaNkuluNkulu manje angazi lokho engikutshele khona lobe kungayisimi lobe kunguye kukurekhoda lapho ngingakubuyisela emuva lokho futhi ngazi lokho obekuyikho kodwa angikwazi okwamanje kodwa nxa ungangikholwa ukuba ngumprofethi wakhe kumbe inceku yakhe lelo bizwe likhuba abantu bona ngakho nxa nje ukholwa ngenhliziyo yakho yonke yebo mnumzana isifo sesikhumba yikho lokho engikutshele khona futhi nanzi enye into utshaywa likhanda ikhanda elibi sibili futhi-ke kulabantwana ababili engibabonayo ofuna bakhulekelwe futhi lo omdala ubulawa yisimo semizwa omncinyane ubulawa ngenye into embi enqulwini kulithumba enqulwini nxa uNkulunkulu engangitshela ukuthi ungubani kungakwenza ukuthi ukholwe manje ngenhliziyo yakho yonke uyakwazi ukuthi kangikwazi kodwa nkosazana Bowman ungahamba ngekhaya kholwa enkosini uJesu Kristu futhi usiliswe uNkulunkulu akubusise dadewethu liyakholwa omnumzana sithanda ukubona uJesu manje woba lokholo nje manje nansi indoda angikaze ngiyibone empilweni yami yena mhlawumbe umdala kancinyane kulami akasazani omunye lomunye futhi angikwazi futhi lawe kawungazi kodwa nxa uNkulunkulu engangitshela enye into kumbe manje thulani sibili kungabi lomuntu ohambahambayo bona liyimimoya uyabona munye lamunye wenu ungumoya liyakwazi lokho lesi yisandla sami njengoba ngitshile ubusuku obedluleyo lesi yisandla sami lo ngumunwe wami le yindlebe yami lawa ngamakhala ami amehlo ami kodwa ngingubani mina bona leyo ngenye into engeyami ngingumoya ulapha ngomunye umuntu awulapha ngokwakho umuntu ombuyele lapha uyagula kakhulu sibili balethunzi lokufa phezu kwabo imvukuzane abakho lapha base-Phoenix Arizona hamba ukholwe njalo bazasila kulungile njengokukholwa kwakho khona-ke kakube njalo kuwe uNkulunkulu akubusise woba lokholo nje ungathandabuzi uyakholwa wena-ke ohlezi lapho nkosikazi esitulweni kukuthabisile kakhulu enye into ikwenzile khona lapho akuzange yini leli khosikazi elihlezi lapha lebhatshi lakhe elele lesandla sakhe siphezulu engikhangele njengalokho yebo khona lapha ekugcineni uyakholwa ukuthi lowo mfutho wegazi ophezulu uza kuthiya futhi uzakuba kahle kulungile khona-ke qhubeka nje ungasiliswa kuyini akuthintileyo ungamafidi angamachumi amathathu khatshana lami uthinte umpristi omkhulu ozwelana le mizwa yobuthakathaka bethu nguye lowo Ngasazani omunye lomunye mnumzana. Angikwazi wena. Awungeke mhlawumbe awungazi. Ngaphandle kungebizo lami. Kumbe wahlala emhlanganweni kwenye indawo futhi wangibona. Kodwa ukwazana kasazani. Ngasazani omunye lomunye. Manje nxa inkosi uJesu ingangambulela enye into ngawe, oyaziyo ukuthi angiyazi. Ngamkholwa njengomesiya. Hathi mina. Kodwa yena esebenza kimi. Mina nje isipho ukuzithoba nje emoyeni wakhe futhi ngiphandle kwendlela futhi uyenza ukukhuluma bona aw nga engakutshela uyakwazi loba kuliqiniso kumbe hathi akusoze yini uyagula enye into engalunganga ngemithambo imithambo evuvukileyo kunjalo sibili kodwa ngibona umfazi ebonakala omunye umuntu omkhulekelayo udade wenu ulokuphazamiseka kwengqondo futhi uyamkhulekela lokho kuyiitsho kanje inkosi kuliqiniso lokho phakamisa isandla sakho kholwa enkosini uJesu manje hamba yimukela lokho okucelileyo. Ebizweni lenkosi uJesu siphe khona. Kunjani uxolo bengingekho ngokwa bengiphapheme bengikhangile ukukhanya bengingelaqiniso ngiyabona lapho okume khona kodwa bengingelaqiniso ngalokho okuthethe indawo uyabona bona kumele nje ngikulandele bona ngi manje ulungiselele ukuhlinzwa kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engakusilisa kulokho ulamathumba amathathu endaweni ezintathu ezehlukeneyo. Nxa ngingawachasisa kuwe, kungakusiza. Elinye lakhona lisempinjeni, elinye lakhona liphakathi kwendla zowesifazane, lelinye lingaphansi kwekhwapha lakho, lwesandla sokunene. Nkosazana, Mackintosh, lelo libizo lakho. Hamba ngekhaya futhi ukholwe inkosi uJesu Kristu futhi uphile ebizweni lenkosi uJesu. Iyakholwa. Bomnumzana, sithanda ukubona uJesu. Awu, muye, yilo muzwa. Manje ngabe lokho kungaqinisi ukuthi ibandla lePentecost lizwa lezo sibusiso. Leyo inkosi uJesu, yabona, wenza imisebenzi efanayo. Lo kayisimi.
I don't know these people. God in heaven knows that. I don't know the people, but God does know them.
Angibazi laba bantu. UNkulunkulu ezulwini uyakwazi lokho. Angibazi abantu, kodwa uNkulunkulu uyabazi.
If thou canst believe, all things are possible.
Uba ungakholwa, zonke izinto ziyenzeka. Umfazi ule henti yakhe phezulu lapho lokho kukhanya lokho kusase phezulu komfazi umfazi lo obe ku platform nje manje ube le henti yakhe phezulu bekunguwe phezulu lapha na hachi kungemuva kwakho ikhosikazi khona ngemuva kwakho lilomkhuhlane wamathambo ehlezi ngale ekucineni kholwa enko yikho kanye dade amen uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke uyakholwa ukuthi lo mkhuhlane wamathambo uza kuchiya uyakholwa nxa wawo lo mkhuhlane wamathambo nyikinya isandla sakho njengalokhu ukuze abantu babekwazi ubuhlezi lapho ukholwa futhi lo mfazi uze logcobo manje hamba ngekhaya futhi uphile.
What did she touch?
UJesu Kristu ukusilisile. Kuyini akuthintileyo?
I don't know you. We are strangers.
Ngangikwazi, kasazani omunye lomunye. Kunjalo, ungaphakamisa isandla sakho lami. Oh, nga abantu, nga ungakholwa nje lokho okungenzakala khona manje, ungaba lemvuselelo engaqhamuka okunjini lwaseNtshonalanga, ezathanyela umhlaba wonke, nga kuphela, ungananzelela lokho, engikukhangeleyo, ngithemba ngeqiniso, ngithole umusa, emehlweni akho phambi kukaNkulunkulu, ngilitshela iqiniso, futhi uNkulunkulu, ukuqinisa ukuba liqiniso, lokho uNkulunkulu, afisa ukukwenza khona lapha kuleli bandla lobu busuku, uyabonakala, kodwa ngibuthaka. Thaka yabona khangela nje esandleni sami bona lesi sithukuthuku lokho nje bangaki abakwaziyo ukuthi lokho kuyakwenza ube buthakathaka. Umfazi oyedwa wathinta isambatho sakhe wathi amandla aphuma kuye futhi wayeyindodana kaNkulunkulu. Manje ngiyisoni ezisindiswe ngomusa. UDanieli wabona umbono owodwa wahlupheka ekhanda lakhe okwensuku eziningi bona kholwa nje. Manje indoda sobabili siyatsho ukuthi asazani, omunye lomunye kasazani, kodwa uNkulunkulu uyasazi. Manje nxa engembula kimi, enye into ngawe leyo oyaziyo leyo engingayaziyo kungasuthisa ukuthi ngabe inengi lenu loba umzila omkhuleko yonke indawo lingakholwa ngenhliziyo zenu zonke leli bhayibhili lilele lapha futhi indoda lami isimile lapha kasikaze sihlangane empilweni nezandla zethu ziphezulu kasikaze sihlangane phambilini manje uJesu wathi wayebona imicabango yabo bangaki abakwaziyo lokho bangaki abakwaziyo ukuthi ibhayibhili lathi ilizwi likaNkulunkulu libukhali kulenkemba esika nqazombili futhi lingumdaluli wemicabango yenhliziyo izizindlo lemicabango yenhliziyo lengqondo liyakutsho lokho yini ibhayibhili ilizwi likaNkulunkulu awu laliyini ilizwi likaNkulunkulu uJesu ekuqaleni kwakukhona ilizwi futhi ilizwi lalilonkulunkulu futhi ilizwi lalingunkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba yinyama futhi lahlala phakathi kwethu futhi lapha ilizwi liyabonakaliswa enyameni yethu.
Surely you won't miss it. Surely.
Oh, Nkulunkulu, ngeqiniso kawusoze ukweqi, ngeqiniso. Kholwani. Isipho nje, mnumzana, ngizama ukuthi ngihlaliseke ngokwami, futhi ngibambe umoya wakho, ngokungaqedakaliyo okukhangeleka kuyikho, ngibabonele abantu belele befile. EFinland, indawo ezintathu kumbe ezine ezehlukeneyo, engizibonileyo empilweni yami, futhi uNkulunkulu wayevumela umoya wami ukuthi ungichiye. Boze ukuthi uphume elizweni futhi ubambe lo moya futhi ubuyisele njalo kulo muntu kuliqiniso uNkulunkulu osezulwini uyakwazi kuliqiniso bona manje njengoba kukuwe futhi ulokhu ngaphansi kokuzikhethela santando uzamele wenze futhi nganingeke ngikwenze lokho ngaphandle kokuthi kungumlayo kaNkulunkulu engitshengisa umbono uJesu wathi kangenzi lutho ngaphandle ubaba angitshengise khona ke ungathi angakutshengisa ukuthi ngiphilile kumbe ini engangitshengisa ukuthi uhlupho lwakho luyini kodwa kumele wamukele ukholo lwakho ngingeke ngikusindise futhi ngingeke ngikusilise sokuvele kwenziwa kodwa ulapha manje ukutshengisa ukuthi unguNkulunkulu ofanayo owabhala amazwi bona.
You're very sick.
Manje, yebo uyagula kakhulu. Ulungiselela ukuya esibhedlela kusasa nge-TB kunjalo. Uyangikholwa ukuba ngumprofeti wakhe, kumbe inceku yakhe. Uyakholwa? Uyakholwa ukuthi uzakusila futhi ubuye ngekhaya manje. Uzakusila. Uyakukholwa? Nga ngingakutshela ukuthi ungubani. Lokho kungakusiza, kulungile. Walter Kaiser, qhubeka futhi ukukholwe ngenhliziyo yakho yonke.
Believe with all your heart. Just have faith.
Hallelujah.
Kunjalo, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Oba lokholo nje. Uhlezi lapho mnumzana, ugqoke isudu empunga, ube lohlupho ngamaphaphu akho futhi. Nga ungakholwa, yebo, bona, yebo, ube lohlupho lwamaphaphu. Inanzelele lokho kukanya kubaneka phezu kwakho, khonapho esiliswa ngalokho, lokho ayelakho lapho. Ube lohlupho lwamaphaphu, okuthile laye futhi, uhambe phezu kwakho, ukholo lwakho lukuqedile, hamba ngekhaya uphile. Ukholo lwakho liyakuphilisa. Ohlezi ngemuva, emva komfazi lowo, omunye ekhangele khona lapha kimi, khona manje, ube lohlupho lwamaphaphu, imvukuzane, lasemgogodleni njalo, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Ikhosikazi elincinyane elilenwele ezinkuma, nxa lokho kuliqiniso, phakama ngezinyawo zakho, phakama ngezinyawo zakho, ngumfokazi opheleleyo kuwe, kunjalo, zunguza isandla sakho, yikho lokho, obe kuluhlupho lwakho, kulungile. Ngiyathatha amandla. Ngiyakukholwa lokhu ukuba liqiniso. Khona ke elizweni likaJesu Kristu. Ngiyalahla lo develi. Hamba futhi uphile. Uyakholwa ukuthi lolo hlupho lwenhliziyo luzasuka futhi uzaphiliswa. Futhi uzakuya ngekhaya. Inhliziyo yakho yonke. Khona ke. Hamba futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke futhi uphiliswe. Woza ucabangani. Uyakholwa ukuthi asima leyo izakuchiya. Futhi uye ngekhaya. Uyekele ukukhwehlela. Khona ke. Hamba ukholwe ngenhliziyo yakho yonke futhi uphiliswe. Uba ungekho. Woza dade. Kuyini okukwenza uphatheke ngakho? Uphathekile okwesikhathi eside. Kulungile. Ususilisiwe manje. Hamba ukukholwe ngenhliziyo yakho yonke futhi uphiliswe. Kulungile, mnumzana. Yikho lokho okukwephulayo. Kulungile, khosikazi. Woza, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Uhlupho lwakho lomhlane solusilisiwe. Hamba, kholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi uthi Ngiyakubonga Nkosi Jesu. Inhliziyo engahlalisekanga uyakholwa ukuthi uyayisilisa. Hamba futhi uthi ngiyakubonga Nkosi futhi usiliswe. Woba lokholo nje yikho kuphela ongakwenza. Khangela lapha Nkosikazi kimi uyangikholwa ukuba ngumprofeti wakhe. Lolo hlupho lwamakhosikazi ulalo uhlupho lwabesifazana kunjalo. Hamba uyesiliswa ebizweni likaJesu. Okwesikhatshana nje enye into ihambe kumbuthano. Yebo indoda ehlezi khona ngemuva lapha ebulawa uhlupho lomhlane okhangele khona kimi uyakholwa mnumzana kulungile. Yemukela usiliso lwakho siliswa ebizweni likaJesu Kristu. Woba lokholo kuNkulunkulu. Umfazi ohlezi ngemuva kwendoda lapho kulesifo sethukela uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Phakama ikhosikazi elilenwele ezimpunga lezintinyane eligqoke amangilazi uthinte enye into. Awuzange na phakama uphile. Hamba ngekhaya futhi ukholwe inkosi uJesu Kristu. Woba lokholo. Nxa ngingeke ngitsho ulutho kuwe ngibeka nje izandla kuwe ungakuthola. Uyazi uyakholwa ukuthi lo ngumoya ongcwele. Woza lapha ngivumele ngibeke izandla phezu kwakho. Khona-ke ebizweni likaJesu Kristu siliswa. Manje buya tshengisa nje ukuthi bangakwenza njani. Bona uyakwazi ukuthi ngiyazi ukuthi kuyini okubi ngawe kodwa nxa ngingatsho lutho kungabe kulungile. Ngibeke izandla phezu kwakho uyakholwa. Lokhu yikugcotshwa okuthile. Kholwa njalo uhlupho lwakho lwenhliziyo luzaphela. Ubefuna ngikhulume lokho kabi sibili. Kulungile. Woza ebizweni lenkosi uJesu Kristu siliswa futhi uhambe ngekhaya uphile. Woba lokholo manje ungathandabuzi. Nkosikazi elincinyane isikhatshana esedlileyo lapho ngithumayela ubuhlezi khona ngemuva ngale ungikhangele uchibilikile wakhangela umfazi umuzwa ongaqedakaliyo sibili wabuya phezu kwakho lapho wena lapho ngisachumayela ngikhuluma enye into ngenkosi uJesu ikakhulu ngosuku lapho ngikhulume ngeSodoma. Waba lomuzwa ongajwayelekanga. Iyakukhumbula lokho yikho lapho uhlupho lwakho lwabesifazana lwasiliswa. Manje hamba ngekhaya uphile. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Omnumzana sithanda ukubona uJesu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Phakamisani izandla zenu. Manje ngifuna ukulibuza bangaki abenu abangamakholwa khawulanani izandla zenu njengalokhu kulungile. Ibhayibhili lathi lokhu lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo. Ngiyakukholwa lokhu ngalokhu akutshoyo. Imisebenzi engiyenzayo ngiza kuyenza lani. Ngakho bekani izandla zenu phezu komunye lamunye. Ungazikhulekeli khulekela umuntu obeke izandla zakho kuye. Bekani izandla zenu phezu komunye lomunye. Lezi izibonakaliso zizakubalandela labo abakholwayo. Phezulu kubhali khona phezulu lapho leyo ndoda ehlezi lapho elomkhuhlane wendlala yesine ohlezi ohlangothini lokhohlo. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke mnumzana yikho uNkulunkulu uyakusilisa uyakuphilisa. Kholwa bekani izandla zenu phezu komunye lomunye futhi likhulekelane manje. Baba wethu osezulwini siletha manje uSathane simgolomba ungumkhohlisi futhi yena uvezwe obala lobu busuku ngamandla okuvuka kwaJesu Kristu. Sathane unqotshiwe empini uma phakathi kwalaba bantu. Suka ebizweni likaJesu Kristu uphuma phakathi kwabo. Ngiyalaya munye lamunye wenu okholwa kuJesu Kristu futhi kusazi ukuthi uyagcina ilizwi lakhe ekholwa ukuthi lo ngumoya wakhe lapha manje. Nxa ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke ikholwa libe lezandla zibekwe phezu kwakho. Lokho ibhayibhili elakutshoyo. UJesu wathi lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo. UnguNkulunkulu ofanayo olapha ozenza aziwe ukuthi uMesiya wenu wePentekosti. Yonke ngamunye wenu ozamamukela manje njengomsilisi wakho ingelandaba ukuthi ungaphi. Phakama ngenyawo zakho futhi umamukele njengomsilisi wakho. Ngiyakumemezela ukuthi usilisiwe ebizweni likaJesu Kristu. Phakamisani izandla zenu kuye manje futhi limdumise. Amen. Ngizamdumisa, ngizamdumisa.
Just praise him.
Mdumiseni nje.
I will praise him. Give him glory, all ye people, for his blood can wash away.
UNkulunkulu alibusise.